Ngiyabonga kakhulu mfowethu Nevile. Intambama enhle bangane bami abaligugu. Ngiyathokoza kakhulu ukuphenduka njalo lobu busuku enkonzweni yenkosi uNkulunkulu wethu. Leyo oh yebo kuhle lokho. Ngilibambe isikhathi eside kakhulu lokhu kusa. Ngaze ngizwa njengokuthi ngifanele ngiphangise sibili lobu busuku. Aha, mina bo. Bekububi okunganani lokuma futhi ukulokhu kukubi lobu busuku. Ngakho akusikude size silitholele indawo. Bona, masinya lapho ibandla liqedwa. Hathi, kodwa asiceli ukuhlala isikhathi eside kakhulu lobu busuku. Kodwa kusasa ebusuku, sihlose ukuhlala okwesikhatshana. Kusasa ebusuku, nga abanye benu bengangena. Kusasa ebusuku, ngani sikhangelele ukuba lesikhathi esikhulu enkosini. Kuza kuba lamadoda amahle lapha kusasa ebusuku. Siza kuba sonke sisiba lesikhathi.
Getting out of service, but tomorrow night you could have all the time that you wanted from 7 to 12 if you would just take it. Now, that's what the audience here asked me to ask you. So now you explain it to them if you will think, sir.
Siza kuba lesidlo phakathi kobusuku kusasa ebusuku. Ngileqiniso lizathanda ukuba phakathi lalopho lapho abanye babo beklabalala lokumemeza lokudubula lokunatha lokunjalo. Siza kukhothama njengokuhlonipha phambi kukaNkulunkulu futhi sithathe isidlo futhi siqale umnyaka ngesithembiso sethu izinhliziyo kuNkulunkulu ekuzinikeleni kuye. Futhi kuza kuba lezi khulumi ezinhle lapha kusasa ebusuku. Ngeqiniso kukhona abanye abahle. Umfowethu ovela eGeorgia uphezulu lapha, umfowethu Palmer isikhulumi esimangalisayo, umfowethu Junior Jackson uza kuba elapha kusasa ebusuku, umfowethu Bila, umfowethu Neville. Oh, minabo futhi nje kusiya lokuya amadoda amahle kaNkulunkulu aza kuba elapha, umfowethu Willard Collins futhi labo bonke abazalwane abakade besipha imibiko enjalo emikhulu, futhi mhlawumbe abanye baza kuba bengena phakathi. Ngakho sizakhangelela isikhathi esikhulu kusasa ebusuku. Manje umkami wathi, ungakukhulumi lokhu, kodwa kufanele ngikukhulume kungenani.
I'm sorry I said empire this morning instead of umpire.
Ngiyaxolisa ngithe empire lokhu kusa kulokuthi ngithi umpire.
Billy sitting back there said, there he goes.
Ubili ehlezi ngemuva ngale wathi, nango useqalisile.
I said the empire, he has to have an empire.
Ngithe u-empire kumele abe le-empire. Bengisitsho unompembe ngenjengabakuthiloyo mayelana ngendoda yomdatshi yazi, futhi linganithathi ngalokho engikukhulumayo kodwa lokho engikutshoyo. Ngathi ngicabanga ukuthi bayangizwisisa emva kweminyaka yonke leyo yazi, lokhu kumayelana lokhu iminyaka engamachumi amathathu ngingemuva kwaliphuluphithi lapha, iminyaka engamachumi amathathu kuleli tabhanekeli kumele libe selingazi ngalesi sikhathi, akunjalo na?
Oh,
minabo imfundo yami incinyane sibili, kodwa ngiyazi ukuthi anginelisi ukukhuluma, kodwa ngenza umsindo oleqiniso enkosini. Futhi umfowethu ngiyakholwa kwakungudokotela Lamsa weBhayibheli leLamsa owayesekutolikeleni wathi ngesinye isikhathi ngangikhuluma futhi angizange ngibe kwazi ukuthi wayekhona lapho, futhi waphenduka futhi wayekhuluma ngeUrimu Thumimi, futhi-ke wayekhuluma ngalokho kukhanya, futhi wathi yini uhlupho ngalaba bantu lamuhla, futhi ngathi wathi isizathu abantu abatoliki bengazange batolike iBhayibheli ngokuqondileyo ukuthi abatoliki bazama ukutolika ngesiyedishi esiphezulu, futhi uJesu ekhuluma wakhuluma kubantukazana njengokukhuluma kwabantu besitaladeni. Futhi liyazi kulombhalo okuLuka wathi abantukazana bamuzwa ngokuthokoza, wakhuluma ngolimi lwabo. Ngithemba ukuthi kunjalo futhi. Siyayijabulela inkosi. Manje ngiyazi ngiyawabona amakhosikazi emile ngalapho Ukubi okweneleyo ukubona amadoda emile kube sekuthi amankazana labafana lamakhosikazi lokunjalo bemile emidulwini labantwana abancinyane kodwa kasilayo indawo eyeneleyo yokuhlala ngakho siyakhuleka ukuthi isikhathi esilandelayo sisiba lemihlangano emva kwaliviki emva kwalesi sikhathi liyazi into elandelayo ngokwazi kwethu yilezo mpawu eziyisikhombisa futhi inkosi ithanda siyaqala ngazo masinyane nje lapho ibandla seliphelile ukwakhiwa ukuze singene phakathi lapha siyangena phakathi ukuba sizinikele kakutsha futhi mhlawumbe loba ngabi phakathi kweyodwa kusiya ezimbili kumbe mhlawumbe amaviki amathathu elandelana umhlangano manje usiza okwempawu eziyisikhombisa ngakho sikhangelele isikhathi esikhulu enkosini ngaleso sikhathi futhi siza lonke lina bantu waphandle kwedolobho sizalithumela amakhadi lakho konke futhi silazise nje sona kanye isikhathi mhlawumbe iviki kumbe amabili ngaphambi kwesikhathi unkontilaka ngokuzwisisa kwami ubhili esitsho lobu busuku uzakuba eseqedile ngosuku lwechumi lukanhlolanja awu nxa eseqedile ngolwechumi sizaqala ngokungaba olwechumi lanhlanu ngaleso sikhathi ngakho khona lapho nje beqeda sizaqala khona kulokho udadewethu Kit omdala wangifonela isikhatshana esedluleyo futhi ubephosa ukukhala wathi mfowethu Branham sizamile kanzima ukuvusa leyo mota endala futhi ibingavuki ngakho wathi ukhuleke ukuthi ivuke futhi ngizakuya kusasa futhi wathi ngingazi uba ngingathola indawo yokuhlala ngathi ungakhathazeki siza kugcinela ikamelo dadewethu Kit masinya lapho ufika uthe busisa inhliziyo yakho ngathi uyazi nxa uzakuba lezinkonzo kuze kube lihola lethumi lambili nta wathi kangifuni ukuphuma ngehola lethumi lambili nta liyazi yena lo mfowethu Kidi baphose babe neminyaka engamathumi ayisificaminwembili lanhlanu ubudala ngamunye futhi lokhu besase kuyo inkonzo liyazi lokhu abakwenzayo na baletepu rekoda futhi bayathatha imbiko yami futhi bahambe isibhedlela ngesibhedlela indlu ngendlu bekhalisa amathebu manje ngalokho kungeyisikho ukwala ukubeka phansi izikhali lokho akusikho ukuhlala phansi uyekele umsebenzi lokho yikubamba ukholo kuze kube sekucineni ukufa ulenkemba esandleni yiyo indlela yokuhamba ngayo yiyo indlela engifuna ukwenza ngayo futhi ke futhi wathi uyazi nga ngingaphuma phandle emgwaqweni omkhulu ngelethumi lambili nta wathi futhi emva kwelethumi lambili nta ebusuku izama ukuya ngekhaya labo bonke odeveli abadakiweyo wathi ngichayela wathi begijima endleleni yonke benatha wathi wona amadimoni egijima wathi ngingesaba okokufa mfowethu Pat yena sibili uyinto endala encinyane bangaki abamaziyo udadewethu Kit uhlala lapha lo into encinyane nje ekhangeleka ingcwele futhi lapho cabanga nje iminyaka ngingakazalwa futhi sengiyindoda endala wayephezulu lapho kuzo lezo zintaba yena lo mfowethu Kit wayewatsha ilanga lonke endaweni yokuwatshela ukuthola amasenti alithumi lanhlanu kumbe angamathumi amabili ngokuwatsha okumthumela phandle kwenye indawo lobu busuku ukuchumayela kuwo amamayini amalahle phezulu ngale eKentucky lapho yena omunye umuntu kumele akulinde ngombhobho ukuze ukhwele uqaqa lapho owawusiya khona ukuyachumayela minabo khona-ke ngiyacabanga ngingathwalwa na ngiye ekhaya ezulwini embhedeni wamaluba okuhlaliseka lapho abanye balwa ukuthi bathole umvuzo futhi bagwedla ulwandle lwegazi kumele ngilwe nxa kufanele ngibuse ngengezelela isibindi sami Nkosi lokho futhi ngifuna ukusekela kwakhe ngelizwi lakhe yikho engikufunayo lobu busuku manje ngithemba amarekhoda asebhoda manje yebo ngile ngiyaxolisa udade omncinyane ube lengane lapha lokhu kusa ubefuna anikelwe futhi ngimtshele ukuthi sizakwenza khona sibili lobu busuku futhi manje futhi kusasa ebusuku sizakuba lokunikelwa kwezingane inkonzo zokusilisa yonke into esingenelisa ukungena kuyo silesikhathi esineni ngakho nxa udade omncinyane elapha futhi elaye omncinyane wakhe futhi ngithemba ukuba labanye abantu ababuya bevela khonale khatshana futhi bebelapha lokhu kusa okwengxoxiswano yensitha futhi nokwenye into, futhi bekufanele bahlangane phakathi lapho lokubusa, futhi obhele bekumele abayekele balinde ukuze kube sebusuku, futhi wayengasenelisi ukubathola loba ngaphi bona lobu busuku. Futhi nxa ulapha dadewethu ngani nemuva lapho okwesikhathi esincinyane ilindele, futhi ngibona uba wayelithola ikhosikazi, bekungababili babo ngiyacabanga ababekungxoxiswano yensitha bevela khonale phandle kwelizwe. Ngakho siyathemba nxa ngingeke ngilithole ngizakwenelisa ukulithola masinyane ngingakwenelisa mhlawumbe kusasa ebusuku lapho singena. Manje ngiyakholwa ngabe kuyilo leli khosikazi lisiza lengane encinyane kanye le Jesse engumbala wesibhakabhaka na? IJesse meda bengingatsho lokho sithandwa loba yini okuyikho kukhangeleka njengesigqoko esincinyane esokunye. IJesse bangake abakwaziyo ukuthi iJesse kuyini na? Ngani qiniso ibhatshi elidala lehovorosi kimi. Ngakho mani ingane encinyane kaDallas mina bo lokho kuhle mfo wethu ungabuya phezulu lapha lingixolele. Aw ngingathi ngiyawuthanda lowo mribhoni omncinyane lapho owufakileyo. Ngubani ibizo lakhe na? Rebecca Lynn LYNN. Futhi ngubani ibizo lakho lokugcina manje na? Stayton Rebecca Lynn Stayton. Kunjalo na? Ngingamthatha na? Ngiyakwazi ukuthi kungathi kunzima ukumqhubela oyedwa njengalowo. Lokho kuhle na? Rebecca Lynn Stayton. Limuli idlule phakathi kokuningi. Leli elincinyane ikhosikazi elincinyane lapha futhi lomkalo. Manje nje bobabili basindisiwe futhi balethwa elwazini lwenkosi, futhi manje kumanyano wabo uNkulunkulu unikile lo omuhle uRebecca omncinyane futhi bamletha khona enkosini. Manje abantu abaningi bathi ongelamkhawulo ubhabhathizo lwensane ebandleni leMethodisti lamanye amaningi, futhi bayafafaza ngamanzi lapho besasezinsane. Manje lokho kulungile ngokuya ngami, kodwa sihlezi sizama ukuhlala nje lokho iBhayibheli elithi kwenze. Futhi eBhayibhelini lapho hathi akukaze kube lento enjengokubhabhathiza usane, akulandawo phansi embalini kwaze kwaba libandla leKatolika lokuqala. Ngokwazi kwethu wakukhatshana njengekhansili yeNicaea. Ngakho yiyo nje indlela yokuthi amen, ukuthi bona wena ule bona kumele ube lengcazelo. Ngakho kodwa eBhayibhelini baletha abantwana abancinyane kuJesu ukuze ababusise, futhi wabeka izandla zakhe phezu kwabo futhi wababusisa, futhi lokho silokhu siqhubeka ngalokho. Manje kasikhothamiseni amakhanda ethu. Baba wethu osezulwini, lumfazi omncinyane lendoda encinyane babuyile lobu busuku lalu Rebecca omncinyane omuhle ophiwe kubo emandleni abo ukuthi bamkhulise ekumesabeni uNkulunkulu, futhi bayamletha lobu busuku ukuzomnikela enkosini. Futhi lapho umama enikeza engalweni zakhe kwezami khonake inikela kwezami ingalo ngimletha kuwe lo Rebecca omncinyane. uNkulunkulu oba laye futhi umbusise, busisa uyise lonina makuthi bonke baphile bethembekile impilo ezinde, futhi nxa kungenzeka babone ukubuya kwenkosi uJesu. Makuthi lumntwana akhule olwazini lwenkosi, futhi makuthi nxa kule kusasa makabe ngufakazi omkhulu kuwe. Siphe khona Nkosi manje nxa wawulapha emhlabeni laba abafazi lamadoda bezaletha abantwana babo kuwe, kodwa thina abatshumayeli bevangeli singabameli bakho. Ngakho siyakupha lingane okwempilo yenkonzo embusweni wakho ebizweni lendodana yakho inkosi uJesu Kristu. Amen. Busiswa Rebecca omncinyane, kuyinto bani elomoya omuhle makuthi uNkulunkulu alibusise lobabili losane alinikeze ezinde impilo ezilokuthokoza enkonzweni kaNkulunkulu. Angazi loba ngingabe ngiqine okweneleyo kumbe hatshi. Lo ngumfana ogcweleyo. Ngubani ibizo lakhe na?
Stanley.
Stanley Victor. Clayland na. Cleveland. Stanley omncinyane. Kulibizo elihle elincinyane. Futhi kungumfana bani omuhle omncinyane. Awu. Ngithemba mayelana. Ngasikhangele phezulu lapha Stanley. Lo ngumfana omuhle. Oh, uyazi. Asifundeli lokhu. Siyakwenza lokhu nje. Uyazi. Akula mkhuba ngakho. Kunjalo. Ungumfo omncinyane, olomoya omuhle sibili. Ngikhohliwe ibizo lokugcina. Angikholwa ukuba ngilibiza kuhle. Cleveland, kulungile. Asikhothamiseni amakhanda ethu manje. Baba osezulwini. Laba ababili baletha lingane uStanley Cleveland omncinyane ukunikelwa enkosini uJesu. Futhi njengomalusi lapha webandla futhi mina simandawonye ngokumanyana emsebenzini wenkosi.
We give to you this child for a life of service. You
sinikela kuwe umntwana okwempilo yenkonzo. Umnikezile kuyise lo nina. Futhi manje bamnikeza kimi engalweni zami. Futhi ngiyambeka engalweni zami. Ngimuse kwezakho. Nkulunkulu, kusisa uyise lo nina. Kusisa umfana omncinyane. Futhi bonke, mabaphile isikhathi eside. Impilo, ezilokuthokoza, zokukukhonza. Umntwana makakhuliswe ekumesabeni uNkulunkulu. Ukumkhonza, lokumesaba, lokumthanda insuku zonke zempilo yakhe. Manje balethe abantwana kuwe ukuze ubabusise. Futhi thina lezandla zethu phezu komntwana siyambusisa ebizweni lenkosi. Futhi makaphile impilo ende elokuthokoza yempilo enhle lamandla enkonzweni yakho ebizweni likaJesu. Amen. UNkulunkulu akubusise Stanley omncinyane. Lilomfana omuhle lapho.
Now I'm going to ask just a little baby.
Manje ngizacela nje isisa esincinyane okwabantwana abancinyane labontanga.
And I know it's hard.
Futhi ngiyazi kunzima. Alingeke libe limile okwesikhathi eside ngoba inyawo zenu ziyabanjwa inkantsho. Kodwa ngilanda enye into lobu busuku engingakaze ngiyenze ngaphambili.
And there's something that I'm going to speak.
Futhi kulento engizakhuluma ngayo engingakaze ngicabange ngokukhuluma ngento enjengaleyo.
That's the reason this morning
Yizo isizathu lokhu kusa bengingafuni ukubeka leso sikhathi phambi kombiko. Futhi angizange ngiqede ukukhuluma mayelana unomphela wami. Futhi angicabangi ukuthi ngizakwenza. Ngithemba ngisoze ngikwenze. Uyamangalisa sibili. Kodwa lobu busuku ngizakukhuluma ngolunye ulutho engingalwaziyo. Futhi manje lokho kuyinto sibili umthumayeli ukuthi ayitsho ukuthi uzakukhuluma ngento angazilutho ngayo. Kodwa ngiphumela phandle ngobungcono bolwazi lwami ukuthi leli bandla lingazwisisa. Futhi angisoze langayiphi indlela iligodlele ulutho olulosizo. Futhi ke lithephu ngiyathemba abafana benza ithephu. Futhi kungenzakala ukuthi uthole ithephu loba ngubani olalele ithephu. Kumbula, nga enye into iphika kuwe, ungayikhulumi, ngaphandle isethephini, ungakhulumi into ephikisana lalokho okusethephini. Abaneni, bayabhalela, phezu kwenzalo yenyoka, futhi bathi ngathi ukuthile lokuthile, ngiyahamba ngiyethatha ithephu, ngiphinde ukuyikhalisa, angizange ngikukhulume ngaleyo ndlela. Bona, abantu bahlilela izinto ngokungayisikho. Yazi uJesu ngesinye isikhathi emva kokuvuka kwakhe ayehamba phansi okhunjini labapostoli, futhi uJohane wayeqamele esifubeni sakhe, futhi bathi, kuyini okuzakwenzakala kulindoda na? UJesu wathi, kuyini kuwe nxa ehlala ngize ngibuye na? Futhi kwaphuma isitsho sokuthi uJohane wayeza kuphila aze abone uJesu esiza. Futhi umbhalo uthi, kodwa-ke akazange akutsho ngaleyo ndlela. Uyabona, akazange akutsho lokho. Wathi nje, kuyini kuwe nxa ehlala ngize ngibuye na? Akazange athi uza kuhlala. Kodwa bona, ukungazwisisi kulula kangako. Futhi manje akusikho ukuthi ngicala omunye umuntu ngokukwenza, ngoba ngiyakwenza ngokwami, futhi abantu bonke bayakwenza. Nga abapostoli abahamba lenkosi yethu bengamzwisisanga, futhi abazange bamzwisise ngokusobala. Khona ekucineni bathi, khangela, manje sesizwisisa, manje siyakholwa, futhi sileqiniso ukuthi akulamuntu ofanele akutshele ulutho, ngoba wena uyazi zonke izinto. Futhi uJesu wathi, selikholwa manje na? Bona, emva kwaso sonke leso sikhathi, kugcine kufika kini, bona, ukuthi liyakholwa na? Futhi lokho nje ngumuntu, futhi sonke singabantu, ngakho sizakuba ngabazwisisayo. Kodwa nxa kungazathi kuyaphica kancinyane kuwe, buyela ukhalise ithephu, lalelisisa khonake. Ileqiniso, uMoya oNgcwele uzakwembula kuwe. Khonake, abantwana abancinyane, nxa lingabamba o-ameni benu, abantwana, manini nje okwesikhatshana nje, ngoba ngifuna lokhu kuzwisiseke ngeqiniso, ngoba abaningi abasoze babe lamathephu. Ngakho, ngifuna ukuthi libe leqiniso ukukuthola, futhi masisondeleni kukho, ngoba ngingathi imizuzu engamachumi amathathu lanhlanu kumbe amachumi amane ngokuhlonipha esingakwenza, ngoba lesi yisikhathi esikhulu kakhulu kimi. Kulapho enye into yenzakele okokuthi angazi ukuthi ngenzeni. Bona, futhi ngimi phakathi laphakathi kokwesabekayo kakhulu engake ngemakikho ensukwini zenkonzo yami ngokwazi kwami. Ngakho asikhothamiseni amakhanda ethu manje singakabuyi elizwini.
Heavenly Father,
Baba osezulwini, khonake ngesinye isikhathi esedluleyo ngachumayela ngesifundo sokuthi ukucabangela,
and presuming is to adventure without authority.
Futhi ukucabangela ikuhamba ungela mvumo. Futhi mhlawumbe lobu busuku Nkosi, ngizithathele ukuchasisa enye into ebantwini ngingabanga lombono wakho.
Therefore, Lord,
ngakho-ke Nkosi, ihlole lapho imicijo okufanele ihlole khona. Vala umlomo wami Nkosi. Wavala umlomo wezilwane obhalwini loDanieli ukuthi azimlimazanga Nkosi. Ngiyakhuleka ukuthi nxa ngingazama ukuchasisa enye into ngokungayisikho, ulokhu ulamandla okuvala umlomo. Kodwa nxa kuliqiniso, khona-ke Nkosi, kubusise futhi ukuthumele phambili, futhi uyazazi izimo lalokho okuzayo. Futhi yikho ngisiza lakulesi isikhathi sokucina kuphulupithi ukuzama ukuchasisa lezi zinto. Futhi ngiyakucela wena ukuthi usisize. Busisa leli bandla elincinyane, leli qembu elibuya lapha phansi kophahla, elihambisana lathi lapha edolobheni liphuma livela emazweni amaningi. Oh, lapho amathunzi antambama esehla, siyathokoza sibili ukuba le ndawo yokuza kuyo. Lapho umhlaba udidekile kangako futhi ungakwazi ukuthi bame ngapi, siyathokoza ukuthi ibizo lenkosi lingumphotshongo omkhulu, futhi abalungileyo bagijimela kuwo futhi bavikelekile. Hathi nje amazwi amaningi kangako, kodwa isambulo. Ngakho siyakhuleka Baba, lapho ukukhanya kwantambama kusiza ekutshoneni kwelanga, futhi siyakholwa ukuthi yiso isikhathi esiphila kuso ekutshoneni kwelanga. Futhi siyakubonga wena Nkosi ngesizotha sonke inhliziyo zethu zonke ngezinto osenzele zona futhi Nkosi phansi esikhathini ngiyakubonga ngokuvumela imibono leyo oyiphileyo yonke ngaminye yawo kuphelele nje futhi le ngcazelo yonke yephupho ibe yikho kanye ngaleyo ndlela.
So we know it could
ngakho siyazi kunguwe kuphela Nkosi oba thina singabafayo sonke izalelwe esonweni futhi kakulanto eqondileyo kithi kodwa ukucabanga ukuthi ungathatha into enjalo njengomuntu futhi ubagezise ngamanzi elizwi langegazi likaKristu futhi welule phambili isandla leso ngendlela ethile ngoze kuthi umuntu ngasasebenzisi ukucabanga kwakhe kodwa bevumela ingqondo kaKristu owazi zonke izinto makubuye futhi kukhulume futhi kusebenzise itabhanekeli. Ngiyakubonga Baba, manje siyabusisa ibizo lakho elingcwele futhi siyabusisa leli qembu elincinyane lobu busuku ebizweni lakho. Sibusisa uMalusi, umfowethu Neville, inceku kaNkulunkulu eliqhawe. Sibusisa amadikoni abaphathi lalo lonke ilunga lomzimba kaKristu, wonke lapha, lasemhlabeni wonke jikelele, ebizweni lenkosi uJesu. Oh, lapho sibona leli elimnyama, elingcolileyo, ithunzi elesabekayo, lisibekela ubuso besiKristu.
We know the time is drawing near.
Siyazi isikhathi siyasondela eduze. Kuza kuba lohlwitho futhi ibandla liza kuhlwithwa. Nkosi, masimatshe siqhubeka sikhangele kumqali lomphelelisi uKristu. Siphe khona Nkosi. Futhi lapho siqhubekela phambili manje ebizweni lenkosi uJesu. Ukuthatha lezi izinto ezibekwe phezu kwenhliziyo zethu. Siyakhuleka ukuthi wena uzakuba lathi futhi usisize.
And get glory out of it, Lord, for we commit ourselves to you with your word.
Futhi uthole inkazimulo ngakho, Nkosi, ngoba siyazinikela kuwe kanye lelizwi lakho ebizweni likaJesu Kristu. Amen.
Now, if you got a pencil and
manje nga ule penseli le pepa uzathanda ukuthi libhale ezinye izinto phansi lapho kumbe loba yini eliyifisayo ukuyenza oba lakho kulungiselele futhi ke etepini njalo nga lifisa ukubhala phansi imibhalo loba siphi isikhathi.
I believe it's the scripture that
ngoba ngiyakholwa ngumbhalo oqhakathekileyo.
Now we want to read a
manje sifuna ukubala umbhalo lobu busuku kumbe sibale ukufundwa kombhalo ovela ebhukwini lesambulo sika Jesu Kristu.
And I believe that this is the revelation.
Futhi ngiyakholwa ukuthi lezi isambulo sika Jesu Kristu njengoba sibhaliwe ebhukwini. Futhi loba yisiphi esinye isambulo esingaphambana lalesi sambulo siza kuba singayisiso.
I believe that would bear quoting again.
Ngiyakholwa lokho kufanele kucaphune 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 njalo. Loba yisiphi isambulo esingayi kungenelana lalesi sambulo futhi silethe lesi sambulo ekukhanyeni.
Is a wrong revelation.
Yisambulo esingayisiso. Kumele sibe ngesombhalo.
Now in the 10th chapter of the book
manje esahlukweni 10 sebhuku lesambulo sika Jesu Kristu ifisa ukubala indima zokuqala ezilutshwane indima zokuqala eziyisikhombisa 1 kusiya ku 7 futhi lalelisisani manje futhi lingikhulekele. Futhi ngasengibona enye elamandla enye indilosi elamandla isehla ivela ezulwini yembethe iyezi.
And a rainbow was upon his head.
Lomchilo wamakhosikazi isekhanda layo. Lobuso bayo babu njengelanga lenyawo zayo zinjengensika zomlilo.
And he had in his hand a
njalo yayilogwalo oluncinyane oluvulekileyo esandleni sayo. Futhi yasimisa unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle lolwekhohlo phezu komhlabathi.
And he cried with a loud voice.
futhi yamemeza ngelizwi elikhulu njengesilwane sibhonga. Wathi isimemezile imidumo eyisikhombisa yakhuluma amazwi ayo. Futhi kwathi imidumo eyisikhombisa isikhulume amazwi ayo, ngase ngizabhala, futhi ngase ngisizwa ilizwi livela ezulwini lisithi kimi, namathisela ngophawu lezo zinto imidumo eyisikhombisa ezikhulumileyo, futhi ungazibhali. Le ngilosi engayibona imi phezu kolwandle laphezu komhlabathi, yaphakamisela izandla zayo ezulwini, futhi yafunga ngaye ophilayo kuze kube nini lanini, owadala amazulu futhi lento leyo ekuwo, lomhlaba lezinto ezikuwo, lolwandle lezinto ezikuwo, ekulo ukuthi akusayi kuba lesikhathi. Kodwa ensukwini zelizwi lengilosi yesikhombisa, isizakhalisa uphondo, kuzabe sekupheleliswe imfihlo kaNkulunkulu njengoba esetshumayele kwezakhe inceku abaprofethi.
And my text, if I should call it that, tonight is this.
Futhi isifundo sami nxa ngingasibiza ukuthi lobu busuku yilesi, yiso lesi na isibonakaliso sokuphela, mnumzana?
We all know that we're living in a glorious time for the church.
Siyazi sonke ukubana siphila esikhathini esiyinkazimulo esebandla, kodwa isikhathi esibi kongakholwayo.
And we're living in one of
futhi siphila kwesinye sezikhathi eziyingozi kuzo zonke ezake zaba khona kusukela umhlaba uqala.
No prophet, no apostle,
akula mprofeti, akula mpostoli ngisho kuloba yisiphi isikhathi owake waphila esikhathini esinjengalesi esiphila kuso manje. Lokhu yikuphela.
It's written in the skies. It's written over the face of the earth.
Ubhaliwe ezibhakabhakeni, ubhaliwe ebusweni bomhlaba, ubhaliwe kulo lonke iphephandaba. Lokhu yikuphela nxa ungabala umbhalo wesandla.
The prophets lived in the time when the handwriting was on the wall.
Abaprofeti baphila esikhathini lapho umbhalo wesandla wawusemdulwini wesizwe. Kodwa siphila lapho umbhalo wesandla usemdulwini wesikhathi.
All nations, earth, everything, time is
izizwe zonke, umhlaba, yonke into, isikhathi sisekupheleni. Ngakho kumele sihlole imibhalo ukufumana ihola esiphila kulo. Izikhathi zonke umprofethi weqiniso kaNkulunkulu uzakuya emibhalweni. Ngakho-ke uqinisekile ukuthi uzakuba ngaleyo ndlela. UTestamente elidala lapho abaprofethi bekhuluma ulutho, lapho izikhathi zonke kwenye indawo kwakungumprofethi lelizwi owahlala lelizwi, wayekhangela uNkulunkulu okwemibono, futhi nxa umbono wakhe wawuphambene lelizwi, khona-ke umbono wakhe wawuphambukile indlela kaNkulunkulu yokuhambisa ngayo ilizwi lakhe ebantwini bakhe. Liyangizwa na ngemuva ngale? Kulungile, kunzima ukuba ngazi okokuqalisela khona.
Now, it has been a great privilege to me.
Manje bekulithuba elikhulu kimi ukwazi ukuthi leli tabanekeli lali libandla lami lokuqala. Kuyinto eyinkazimulo, futhi angisoze ngikhohlwe loba ni uJesu engabuza futhi ngiphile ukuba iminyaka engamakhulu ubudala. Ngiyakhumbula usuku engabeka ilitshe lekhona lapho ekhoneni, lo mbono angipha wona lokho kusa waleli itabanekeli. Futhi lonke lina liyakhumbula kubhaliwe emabhukwini futhi kwagcwaliseka impela kwaze kwathi nqe kungela lokukodwa kwakho okuncinyane okwaphuthayo. Futhi manje ngangikholwa ukuthi kukhona into ayikhulumayo yonke leminyaka yempilo yami engayikhulumayo ebantwini, kodwa lokho okwagcwalisekayo futhi abantu abaningi babuya lamaphupho angivumela wona ngomusa wakhe ngiwachasisele abantu.
And many has come with dreams and
futhi abaningi babuya lamaphupho lezinhlupho engangingenelisi ukuzichasisa.
But I haven't tried to introduce to you people again.
Kodwa kangizange ngizame ukungenisa kini bantu amasalamusi alempendulo zonke. Ngizamile ukuthembeka lokulitshela lokho okwakuliqiniso futhi ngangilitshela kuphela njengalokho ayengitshela khona. Futhi ke lapho kusiza kimi konake ngangilitshela. Futhi ngifuna ukulixwayisa kulolu suku esiphila kulo kulabanengi ngingakhulumi lutho olubi ngabantu.
But when you see a person that's got the answer,
kodwa lapho ubona umuntu olempendulo entweni yonke lokho kuyaphambana lelizwi. UJesu wathi wakulalabo abalamalepero abaningi ensukwini zika Elija, kodwa oyedwa kuphela wasiliswa eminyakeni eminingi engamathumi ayisificaminwembili kumbe eminingi. U-Elija ayiphilayo futhi olamalepero oyedwa wasiliswa. Abafelokazi abaningi ezinsukwini zika Elisha, kodwa wathunyelwa koyedwa kuphela. Futhi siyafumana ukuthi kulezinto eziningi uNkulunkulu azenzayo futhi lezo angazembuliyo ezincekwini zakhe. Futhi akulanceku enkulu ukwedlula inkosi yayo. Futhi khonake uNkulunkulu kayikwabelana inkazimulo yakhe lomunye umuntu. UnguNkulunkulu. Futhi lapho inceku isiba endaweni yokuthi izama ukuthatha indawo kaNkulunkulu, khonake uNkulunkulu uyathatha impilo yakhe futhi amhambise khatshana kwenye indawo kumbe enye into. Kumele sikukhumbule lokho. Manje kuleyo mibono lezincazelo angingeke ngikhulume incazelo yephupho ngize ngibone khona kanye ngombono lokho iphupho elaliyikho. Futhi abaningi benu ngiyakwazi ukuthi yangitshela iphupho lenu futhi lingenelisi litho ukulikhuluma lonke. Futhi lapho ngibona iphupho liphenduka kimi ngangiphenduka futhi ngilitshele ukuthi kulokuningi kwalo elikuthiyileyo. Khona-ke ngilitshele lokho elikuthiyileyo kulo. Yakwazi ukuthi kuqondile lokho. Nxa kunjalo wothini ameni. Izinto elingazange lingitshele zona. Ngakho-ke liyabona nxa njengoNebukadineza wathi nxa lingeke lingitshele lokho engikukhuphileyo, khona-ke lizakubakwazi njani ukuthi lile ncazelo yakho na? Kodwa konke lokhu kucabangela akumelanga sikuthathe futhi sithi itho kanje inkosi. Akumelanga sikwenze lokho. Kumele sibe lelizwi eliqondileyo, impendulo evela kuNkulunkulu. Singakutsho ukuthi nguNkulunkulu, hathi ukucabangela, hathi amadlabuzane kungenani lokuthi kudikiza okunganani. Ungathi ngiyakholwa kungaba ngalindlela, kodwa lapho ukhuluma itho kanje inkosi kayisuwe. Khangelani kupulatifomu lake lakubona kusiba liphutha na? Itho kanje inkosi kuphelele kakukaze kube liphutha. Futhi ingqeku ngu itho kanje inkosi kungeke kube liphutha. Kodwa kuze kube manje ungivikele ngoba ngalinda kuye. Kangizange ngizame ukudinga udumo kumbe inkazimulo eyize yabantu. Ngazama ubungcono bami ukuphila ngokuthobeka nokuphila uhlobo lwempilo engicabanga umKristu kufanele aluphile. Futhi angenelisanga ukukwenza lokho ngaphakathi kwami, kodwa ukwenzile kwaze kwaba yilolu suku. Njengoba ngisitsho ukuthi yena nguye owangikhokhelayo. Izinto eziningi zingakhulunywa ngalindlela, kodwa kungathatha isikhathi eside. Kodwa lina lonke liyazazi lezi izinto futhi isizathu kuphela engenze ukuthi lithi amen isikhatshana esedluleyo. Ninabantu, ela ngitshela amaphupho. Khona-ke, ngangisiza ngilitshele lokho elikuthileyo, ngoba lumbiko ubekwa kuthephu. Abantu bezizwe zonke baza kuzwa lokhu. Kuthi lapho besizwa lo amen, khona-ke bazakwazi ukuthi kulamazwi lapho lawo ahlezi ngaphansi kwalinkonzo, lawo azingcono kulokwenza into engayisiyo, kumbe ukuthi amen entweni engayisiyo. Amen, yikuthi akube njalo, yikukuvumela.
Now, all my life, since I've been a little boy,
manje impilo yami yonke, kusukela ngingumfana omncinyane, kube lento ebingihlupha, futhi ngibe lempilo engazwisisekiyo, enzima ukuzwisisa. Nomkami uyanwaya ikhanda lakhe, futhi wakukhuluma, Bili, ngangikholwa ukuthi ukhona umuntu ongakuzwisisa. Futhi ngathi angizizwisisi ngoba ngiyazehlisa ngizinikela kuKristu iminyaka eminingi edluleyo. Nguye okhokhelayo, angizami ukuzwisisa. Ngihamba nje lapho angikhokhela khona ngobungcono bolwazi lwami lonke. Ngilokubonga ngenkosikazi emangalisayo labantwana, ngomkami labantwana, labo abalethemba lokuthi angingeke ngibatshele into engayisiyo. Lokho bayakholwa. Sonke isikhathi ubatshela ulutho, babambelela khona kukho, bayakwazi ukuthi angingeke ngibatshele into engayisiyo. Futhi ngingatshela omunye wabantwana bakaNkulunkulu into engayisiyo na? Khona-ke, hatshi ngamabomo, hatshi mnumzana. UNkulunkulu ufuna abantwana bakhe babe sekufundisweni okuqondileyo, futhi ngithembeke ngabo, lokuqiniseka ngabo, futhi uzakubusisa, ngiyakholwa. Manje isikhathi sonke kusehla ohambweni, kwaba lezinto ezenzakalayo, lezo engingazange ngizizwisise. Futhi enye yezinto engangingayizwisisi kulapho ngisasengumfana omncinyane, futhi leyo mibono yayibuya phezu kwami, futhi ngangiyibona, futhi ngitshele abazali bami izinto ezazizakwenzakala. Bacabanga ukuthi ngangisethukathuka nje, kodwa into emangalisayo kwenzakala njengendlela okwakuthiwo ngayo. Uthi lokho kwakungaphambi kokuphenduka kwakho na? Yebo. Izipho lokubizwa akula kuphenduka. IBhayibheli lathi uzelwe kulumhlaba okwenjongo ethile, futhi ukuphenduka kwakho akulethi izipho, zimiselwe ngaphambili kuwe. Manje ekuhambeni, futhi lapho ngisengumfana omncinyane, ukunqwanela kwami ngangingazuthiseki elizweni engangihlala kilo. Ngiyanqwanela ngenye indlela ukuya entshonalanga, futhi ngahlinzwa lapho ngidutshulwa, lapho ngisasengumfana omncinyane. Futhi lapho ngiphaphama aphansi kokulaliswa kokuqala, ngacabanga ukuthi ngangisebuhlungwini, ngisehla phansi, umuthi wawungilalisile. Futhi ngangilele okwamahola ayisificaminwembili, ngiyacabanga babekhathazeka ngokungiphaphamisa, benza ukuhlinza okukhulu bengela penicillin. Igazi, inyawo zonke zaphosa zaqumeka ngombhobho. Umngane omncinyane ongumfana wayekela umbhobho wakhe wadubuka. Futhi-ke ngokungaba zinyanga eziyisikhombisa ngemva kwalokho, ngathatha omunye umuthi wokulalisa. Futhi lapho ngiphaphama ngaphansi komuthi wokulalisa, ngacabanga ukuthi ngangime emafusini asentshonalanga, futhi isiphambano esikhulu segolide esibhakabhakeni, lenkazimulo kaNkulunkulu igazimula phansi kuso. Mina ngimile lapho njengalokhu. Lapho ukukhanya lokho elikubonayo emfanekisweni lobu busuku okufakazelwe ukuba isidalwa saphezu kwemvelo ngokuhlola kwezesayensi, yini kwakuyikukhanya okufanayo okwatshayela phansi uPawuli ongcwele? Kwakuyikukhanya okufanayo okwakhokhela abantwana bako-Israyeli ngobusuku? Like lananzelela lapha na, ingilosi yayembethe iyezi. Bona, yena waye eliyezi emini. Manje lokho kukhanya okufanayo njengasebantwini bengakuzwisisi kuqala, ngacabanga ukuthi kwakukubi ukuthi ngangikhuluma lokho nje, kodwa umoya ongcwele wenzakala ukufihla izisetshenziso zesayensi yabantu lapho ukukuqinisa, futhi bathatha umfanekiso wakho kanengi. Ngathi ngibona umuntu olethunzi lokufa, ithunzi elimnyama phezu kwabo, amaviki amalutshwana edluleyo lapho ngisedolobheni. Futhi lapho sitshumayela, awuvunyelwa ukuthi uthathe imifanekiso. Liyazi, lapo besachumayela. Futhi lapho into efanayo lapho lokhu kuthathwa, kodwa omunye umuntu wayele kamera, futhi ngathi kukhosikazi elalihlezi phandle ngale oyisihambi ngangise Southern Pines. Ngathi kulethunzi phezu kukankosazana sibani bani, ikhosikazi engangingakaze ngilibone empilweni yami. Kusanda kuvela kudokotela, futhi imvukuzane ezimbili, enye eveleni ngalinye, futhi sebekudelile, wembeswe izimbozo esimnyama sokufa. Futhi enye into yathi kudade ohlezi eceleni, ubani wayele khamera ebanekayo, wathi, thatha umfanekiso, futhi wayengafuni ukukwenza, kanti, thatha umfanekiso, futhi wayelokhu esala. Futhi-ke njalo kwabuya futhi wathatha umfanekiso, futhi wathatha umfanekiso, futhi nanko lapho ngokwesayensi kusebhodini yezaziso isimbozo sethunzi elimnyama. Khona-ke lapho umfazi ekholwa futhi umkhuleko wenziwa, umfanekiso wathathwa, khona ulandela emuva kwawo kwase kungasekho ngathi ithunzi alisekho. Ubona, ikhosikazi liyaphila ngomusa kaNkulunkulu. Uyakubona lokho engikutshoyo na? Nxa ungakhuluma iqiniso, ungahlekwa okwesikhatshana, ungekela ukuzwisiswa okwesikhatshana, kodwa uNkulunkulu uzaqinisa lokho ukuthi kuliqiniso nxa ungahlala lakho. Bona, bambelela nje, kungathatha iminyaka, kodwa njengaku-Abrahama labanye, kodwa uzahlala ekwenza iqiniso. Lapho leyo ngilosi lapho, futhi ngiyathemba ngaphandle komkani kulabantu lapha lobu busuku kusukela iminyaka engamathumi amathathu edluleyo ababemile eduze lapho lokho kusehla phansi. Kungaba khona omunye umuntu kumbuthano manje ababekhona lapho ingilosi yenkosi eyehla phansi emfuleni isikhathi sokuqala phambi kwabantu? Phakamisani izandla zenu. Yebo, nampo belapho. Bona, manje ngiyabona unkosazana Wilson ephakamisa isandla sakhe. Wayemile khonapho, umkami, lapho wayekhona. Futhi kangikwazi ukuthi abanye babo bonke ngobani ababemile okhunjini lapha hambi kwabaningi, abantu abaningi, lapho ngibhabhathiza ngehola lesibili nta emini, futhi khona phandle kwesibhakabhaka esilithusi lapho okungazange kube khona izulu okwamaviki. Nangu lapha esiza ngomdumo, futhi wathi njengoJohane umbhaphathizi wathunywa ukwandulela ukubuya kokuqala kukaKristu, uthunyiwe ukuphuma lombiko ukwandulela ukubuya kwesibili kukaKristu. Amadoda amaneni avela kubosomabhizimusi edolobheni babeni okhunjini banibuza ukuthi kwakusitshoni. Ngathi lokho kwakungayisikho kwami kungokwenu. Ngiyakholwa wasuka kwahamba, futhi lapho leyo ngilozi isuka ngalingakhumbula waya entshonalanga lapho esenyuka khona phandle phezulu ngaphezu kwebholoho, futhi waya ngasentshonalanga. Ngokuya kwesikhathi ngahlangana lesazi senkanyezi esiyisazi, futhi bangitshela ngokwequku lezinkanyezi elalibuye ndawonye equkwini elithile. Lapho izazi eBhabhiloni zibona ePalestina lezinkanyezi ezintathu equkwini.
You've heard me tell it many times.
Langizwa ngikutsho izikhathi eziningi. Ngiyakwazi ukuthi lokho kufakazele lawa maviki ambalwa edluleyo ukuba liqiniso. Mfowethu Southman, ulalo lelo phepha kanye lawe na lobu busuku loba ngaphi okhona? Usephepheni lelo, ikhasi lephepha langesonto, umbalakazi olwesificamunwemunye, ukuthi intatheli yahamba khona ngale, futhi bagebha zonke lezo zinto, futhi khona siphila manje, kufakaziwe ukuthi sikulumnyaka ozayo, ngo-1970, iminyaka ezikhombisa, yedlule isikhathi, amadwala agejiweyo lokufakaza ukuthi akusikho. Isikhathi sesiphelile ukwedlula okucabangayo. Angizange ngibone umfowethu Fred loba kunjalo. Umfowethu Southman, ngabe ulapha na? Ngabe ulephepha kanye lawe umfowethu Southman na? Ulalo, ulalo iphepha. Mhlawumbe kusasa ebusuku ngiza kwenza ukuthi lilibale. Asila sikhathi lobu busuku. Ngakho lingabona. Futhi khangela, bona kanye, lezo zazi, izazi ezingamaJuda phezulu eBhabhiloni, zifunda izinkanyezi, zabona lezo nkanyezi ziwela equkwini. Futhi lapho ekwenza, babakwazi ukuthi uMesiya usesemhlabeni, futhi nanzo zisiza, eJerusalema zihlabela, uhambo lweminyaka emibili. Ungaphi yena ozelwe inkosi yamaJuda na? Phezulu laphansi ezitaladeni, bahamba, futhi ngani? U-Israyeli wabahleka leli qembu labedlulisa amalawulo abazange bazilutho ngakho kodwa uMesiya wayesesemhlabeni. Futhi manje liyayazi yonke indaba lokho abakukhulumayo. Manje sizabala lokho kusasa ebusuku. Manje ngisiza kulokhu ukuthi imibono ayiphuthisi ngoba ivela kuNkulunkulu. Futhi ohambweni lonke bekulenye into ebikade inidonsa, inidonsa-donsa. Khona-ke lapho leso sazi singitshela izinto lezi lapho ngisasengumfana nje umlindi wenyamazana. Kumbe ngaphambi kwalokho ngiyakholwa kwakunjalo mayelana ngalezi izinto. Futhi kwangethusa ngoba ngangisesaba ngalokho isazi esasiyikho. Kodwa ngokuya ngafumana ukuthi izazi zaseBhayibhelini zaziqinisile ngoba uNkulunkulu uyakumemezela ezulwini engakakumemezeli emhlabeni ekhangeleleyo mizimba yasezulwini. UNkulunkulu kanaki isimo somuntu kuzo zonke izizwe, watsho uPetro. Manje kodwa labo abamesabayo kuzo zonke izizwe uNkulunkulu uyabemukela. Futhi siyathola khona-ke ngazama ukuwuyekela umcabango kodwa kungathatha amahola ukungena phakathi ukuthi kanjani isikhathi sonke kwahamba ngaleyo ndlela, kwahamba ngaleyo ndlela. Kodwa nganyikwesaba lesi sazi sathi kini, awusoze uphumelele empumalanga. Wathi wazalwa ngaphansi kwesibonakaliso, futhi wathi wena leso sibonakaliso lelo cuku lapho ziphambana khona phakathi lapho usuku lokuzalwa kwakho zazilengele entshonalanga, futhi kufanele uhambe entshonalanga. Ngathi kukhohlwe ngangingelalutho lokwenza ngakho, futhi isikhathi sonke la kanjalo kunjalo. Lokho akuzange kukususe ngitsho enhliziyweni yami. Khona-ke ngesikhathi ngiphezulu lapho lobo busuku mayelana ngale mibono angizange ngizwisise, abazalwane bami bebhaptisti bangitshela ukuthi lokho kwakungokukadeveni. Futhi-ke lapho lingilosi ibonakala wakuphosela impela embhalweni, futhi wathi njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi lapho abapristi bephikisana ngezinto bengazi lutho ngokuthi bagqoke hlobo bani lwamabhatshi ngezimpahla la yonke into, futhi bephikisana ngokwahlukana kwabo, izazi zazilandela inkanyezi kuKristu. Lapho abachumayeli bekhuluma ukuthi uJesu wayengumkhohlisi uBelizebhabhu, udeveli waphakama futhi wathi, siyakwazi ukuthi ungubani ongcwele kaNkulunkulu, kungani usiza ukusihlupha singakafiki isikhathi na? Lapho uPawuli loSayilasi besiza phansi bechumayela ivangeli isanuse eziminyane ezihlezi esitaladeni, futhi abachumayeli balelo lizwe bathi, lawa amadoda angabakhohlisi badabula amabandla ethu lokunjalo, bephendulela phansi umhlaba ngokubola kwabo. Kodwa kuyini okwenzakalayo? Leso sazi esincinyane, leso sanuse esincinyane sathi, laba ngamadoda kaNkulunkulu asitshela indlela yokuphila. Futhi uPawuli wawukhuza lowo moya ophakathi kwakhe, akazange adinge loba luphi usizo ukufakaza ukuthi wayengubani. UJesu wayehlala ebatshela ukuthi bathule, kodwa kuyatshengisa ukuthi kwezinye izikhathi odeveli bazi okuningi ngezinto zikaNkulunkulu kulalokho abachumayeli abakwaziyo. Babanjwa ibufundisi. Lokho kwabanjalo eBhayibhelini, futhi uNkulunkulu kaguquki. Ngolunye usuku siza phansi iminyaka emihlanu edluleyo ivela kumfowethu Nomeni, ngangitshayela ngisehla emgaqweni. Futhi nje ngangibe lomhlangano phezulu lapho futhi iNkosi uNkulunkulu yabonakala kimi embonweni, futhi ngangihlezi phambi kwesango lami phezulu lapha endlini yami. Futhi kwakukhangeleka ukuba ngumkhathi omubi. Abaningi benu bantu liyawukhumbula umbono, ubhalwe ebhukwini lami lemibono. Ngiyayibhala phansi ukuze ngibe leqiniso ukuthi kangiyikhohlwa. Futhi kulumbono ngabona kwakulenye into eyayize ngomgwaqo, futhi kwakulamatshe ayelele iguma lonke lami. Futhi kwakule mitshina yokulungisa umgwaqo lemitshina yokuqothula phezulu laphansi emgaqweni, futhi izihlahla zaziganyulelwe phansi futhi zasithulwa. Futhi ngaqala ukungena esangweni futhi lalivinjelwe ndawo zonke ngamatshe, futhi ngaphuma phandle ukuthi ngithi kulindoda, kungani lokhu na? Futhi wasethi kuthela sibili, wangifuqela emuva futhi wathi, yiyo indlela ngani bachumayeli. ngathi ngikubuzile kuphela, kungani usenza lokhu? Wena ubuya ohlangothini lwami lwesitalada lapha, kungani wenze lokhu? Futhi nje waphosa wangiwakala, futhi wangifuqela emuva. Futhi ngacabanga, ngiza kumtshela nje ukuthi akakwazi lokho akhuluma ngakho. Futhi ilizwi lakhuluma lathi, ungakwenzi lokho, ungumthumayeli. Futhi ngathi, kulungile. Futhi ngachibilika. Futhi kwesokunene sami, uhlezi phambi kwesango, kwakulenqola endala yamabhiza. Liyazi ukuthini, inqola evaliweyo, lamabhiza ebotshelwe kiyo. Futhi owayehlezi malungana lecele likamtshayeli, kwakungumkami. Ngakhangela emuva ngasemuva, futhi abantwana bami babehlezi ngemuva lapho. Ngakhwela phezulu enqoleni, ngathi kumkami, sithandwa, ngimele konke engingakumela. Futhi ngathatha amatomu, futhi ngadonza ibhiza elikhokhelayo, futhi ngaqala ukuqonda entshonalanga. Futhi ilizwi lathi kimi, lapho lokhu kusenzakala, khona-ke, yana entshonalanga. Umfowethu Wood, ukontilaka, lapha ebandleni lethu, lomphathi, bangaki, abawukhumbulayo umbono manje. Ngiyangikhumbula ngilitshela na, sibili, ubhaliwe phansi ephepheni. Futhi ngathi kumfowethu Wood, wathenga, ebandleni, indawo ngaphakathi lapho. Futhi, waeza kwakha indlu yamatshe lapho. Athi, ungakwenzi, mfowethu Wood, ngoba abasoze bakunike imali yakho kukho. Mhlawumbe, iminyaka edluleyo, iminyaka emihlanu edluleyo ngathi, bazalilethe mhlawumbe, balethe lelo bholoho. Balidlulise ngalapha, futhi lawo matshe mhlawumbe indlu yami yangaphansi idutshuliwe. Lezi ndledlana zami, lezinto zilele phandle lapho. Kulokuthi kube ngamatshe, kwakuyizihlephu zekonkile. Futhi-ke, baza kubeka lokho phansi lapha, ngoba bathi ephepheni, yikho lokho abazama ukukwenza. Awu, akazange ayakhe. Ekugcineni benza isinqumo, okungaba ngumnyaka emva kwalokho, kumbe emibili. Babezalidlulisa lapho kusehla ngalindlela. Ngakho lokho kwaqeda indaba. Ngakho, ngakukhohlwa nje, futhi ngakuyekela kwedlula. Manje into emangalisayo yenzakala. Hose umnyaka odluleyo, ngangisiba lezi nkonzo ngobunye ubusuku, phansi komfowethu uJunior Jackson, ohlezi khona lapha, umtshumayeli weMethodist owamukele umoya ongcwele, futhi owabhaphathizwa ebizweni likaJesu Kristu, futhi welusa elinye lamabandla ethu. Ukulitshengisa nje ukuthi uNkulunkulu usebenza njani labantu laba. Ngikutsho lokhu ngenhliziyo yami yonke. Kangazi ngokwelinye ibandla emhlabeni wonke, ibandla ndawonye, njalo futhi lapho engikholwa umoya kaNkulunkulu okhona kulaleli ibandla. Balokwehlukana kwabo, ngeqiniso abakho lapho abafanele ukuba babe khona. Akula lamunye wethu, kodwa baseduzane, njengaloba nguphi engimaziyo. Ngizalitshengisa, ngisazi lokho okwakuza kwenzakala. Umfowethu Jackson waphupha iphupho, wayengenelisi ukusuka kilo, futhi ngangitshiya ibandla lakhe, futhi wayengenelisi ukukumela. Sekuyisikhathi eside okunganani kwenzakele mfowethu Jackson. UNhlolanja ka-61 waba lephupho, futhi wabuya kini, futhi wathi, enye into isenhlizweni yami, kumele ngikutshele mfowethu Branham. Ngathi, qhubeka mfowethu Jackson. Futhi wathi, aphupha iphupho, futhi nanko lapho. Ahlala nje ngathula, futhi ngalalela, nokukhangela. Wathi, aphupha ukuthi kwakuleqaqa elikhulu sibili, njengaphandle ensimini, lapho utshani olungumbala wesibhakabhaka kumbe enye into eyayinjalo. Futhi wathi, phezulu esiqongweni salolu qaqa, lapho amanzi ayekhukhule inhlabathi, kwakuledwala elisesiqongweni. Phezulu esiqongweni soqaqa, njengesiqongo sentaba, kwakulidwala kungelatshani. Futhi lapho amanzi ayekhukhule phansi, ayeqophe olunye uhlobo lwamabala kulawa matshe. Futhi wawumile lapho uchasisa lumbhalo kulawa matshe. Futhi wathi, Sonke thina futhi nanzi indlela akubeka ngayo wathi abazalwane abavela eGeorgia labavela endaweni zonke sasimile sonke ndawonye silalele kuwe uchathisa lumbhalo ofihlakeleyo phezu kwalawo matshe leyo ntaba futhi wathi khona ke wadobha enye into njengokuvela emoyeni enye into enjengesimbo kumbe umgqala kwakungayisikho na mfowethu enye into enjengaleyo isimbo esibukhali sibili futhi wathi bona ukuthi wakwenza njani kangazi futhi wathi watshaya isiqongo saleyo ntaba wayiqephula yonke indawo futhi waphakamisa isihloko sayo wasikhupha sasisesimweni sephiramidi futhi waqephula isiqongo sayo wasikhupha manje kwakuzinyanga lezinyanga lezinyanga umbiko wephiramidi ungakatshunyayelwa futhi wathi ngaphansi kwalokho kwakulelitshe elimhlophe igranayiti futhi wena wathi ilanga kumbe umkhanya akukaze kukhanyise kulokhu ngaphambilini khangelani phakathi kulokhu khangelani lokhu futhi lokhu okuqondile ngoba ekubunjweni komhlaba umhlaba wabunjwa kungakabi lokukhanya sonke siyakwazi lokho unkulunkulu wahamba phezu kwamanzi futhi-ke ekuqaleni wakhuluma ukuba lokukhanya futhi ngokwemvelo kusehla ngaphansi ngale esikhathini lokho kubunjwa kusenziwa lokho kukhanya kwakungakaze kubuye phezu kwalelo litshe futhi wathi khangela phezu kwalokhu ukukhanya akukaze kubuye phezu kwakho ngaphambilini futhi lapho bonke besukuma futhi ngabatshela ukuthi bakukhangele lokho futhi bonke babuya kuzokhangela phakathi kodwa wathi lapho besakhangele phakathi wakhangela ngecele lelihlo lakhe ngiyakholwa kwakunjalo futhi wangikhangela nganyonyobela olunye uhlangothi futhi ngaqala ukuya entshonalanga ekutshoneni kwelanga ngaqansa oqaqeni ngisehla phansi oqaqeni ngiqansa oqaqeni ngisehla oqaqeni ngisiba mncinyane lokuba mncinyane futhi ngahamba ngaze ngacina ngingasabonakali futhi wathi khona-ke lapho ngisenza lokho wathi khona-ke abazalwane batshibilika emva kwesikhatshana bathi unyamalele na uye ngaphi na futhi wathi abanye basuka bahamba leyo ndlela abanye bathatha indlela eyodwa futhi abanye eyinye kodwa abalutshwane sibili bahlala futhi bakhangela ngakulokho engangibatshele khona manje nanzelela incazelo yephupho khona angizange ngimtshele into eyodwa kumbe loyedwa walaba engabatshelayo loba wuphi wabo kodwa ngathi yebo futhi inhliziyo yami iqhuqha ngangikhangele manje umbhalo oyimfihlakalo manini ngiza kukuthiya okwesikhatshana kungasikude umfowethu Bhila umfowethu Bhila uvame ukuba lathi ungabe ulapha na mfowethu Bhila yebo emuva lapha uBhili wathi umfowethu Bhila udabukile waba lephupho elingazwisisekiyo ngaya kumfowethu Bhila futhi wathi phansi endlini yakhe ngobunye ubusuku lapho ngisiya lapho engangibizwe khona futhi wathi mfowethu Branham ngibe lephupho elingazwisisekiyo wathi ngiphuphe ngisehla phansi esifuleni samanzi kusiya entshonalanga futhi kwakulo mgwaqo uhlangothi lokhohlo futhi ngangisohlangothini lokhohlo ngisiya entshonalanga emgwaqweni kukhanyeleka sengathi ngidinga inkomo futhi kuhlangothi lokunene ngenzakala ukunandelela emva sengifike phansi lapho wawulapho futhi wawubutha umhlambi omkhulu wenkomo futhi kwakulokudla okunengi khona lapho futhi wathi khona-ke wathola lezo nkomo futhi waqala ukuzibuyisela phezulu emfuleni futhi kwakukhangeleka ukuthi ngangimvumela ngekhanda ukuthi akhangele lezo nkomo futhi wathi manje kuzakuba lula kulezo nkomo ngiyazi zizahamba indlela enganzima kodwa umfowethu Branham uzifuna zihlale kuhlangothi lokwesokunene salowo mfula ngakho ngizabuyela phezulu kulumgwaqo futhi ngizivimbele zingachaphi umfula kulolu hlangothi futhi ngizihlalise kulolo hlangothi kodwa wananzelela angizange ngizilandele inkomo kodwa ngahamba ngisiya entshonalanga wathi kumele ukuthi udinga ezilahlekileyo engakaqedi ukulikhuluma iphupho ngalibona futhi-ke nanzelela wathi waqala ukukhathazeka ngami ngakho wabuyela emuva ukuyakhangela futhi wathi ngangisiza entabeni eqinileyo futhi khonapho nganyamalala futhi wamangala lokho okwakuphambanisekile wehla phansi futhi-ke wayele sifudlana esincinyane uhlangothi lwakhe esehlukana sisiya kwesokhohlo. Ngicabanga ukuthi kunjalo mfowethu Bhila. Yebo, futhi wananzelela kusukela, futhi khona ngasohlangothini lwami kwakulempophoma ezesabekayo. Futhi-ke wacabanga ukuba ngangingabe ngingene kulezo mpophoma futhi ngabhubha. Khona-ke wananzelela futhi wathi wakhangela ngalapho wabona okwakusenziwa yilezo mpophoma zazehle phansi ngalindlela futhi zabangela umthombo ontshazayo ukuthi untshaze, kodwa amanzi ayengabuyeli phansi emhlabathini. Wakhangela okuyisifudlana kumbe isifula esincinyane futhi wabona okunye okuyinyamazana okuncinyane okulendlebe eziyindingilizi futhi wathi, ngiyakholwa ngizathatha okukodwa. Futhi wachapha. Khona-ke waqala ukucabanga ngami futhi waqansa phezu kwedunduru elincinyane ukukhangela futhi abone ukuba kwakulokuncinyane okuncane okudiliwa okunciphileyo. Yazi, lokho ngabe ngakubhoda lapho, kodwa wathi kwakungela lutho. Futhi wakhathazeka wathi, kuyini okwenzakale kumfowethu? Angazi lokho okwenzakale kumfowethu Branham. Futhi lapho eseyesaba wathi, wangizwa ngikhuluma futhi ngangimile phezu kwesiqongo sentaba. Futhi ngatshela umfowethu Bhila incazelo yephupho engangimuphelona kungasikude. Futhi ngamtshela ukulinda enkosini ukuthi ngolunye usuku ngizahlangana laye esihlengeni. Futhi nango elapho. Manje incazelo yalelo phupho yilokhu: njengokuba isifula sasibanzi, kwakuyisifula sempilo. Ngangisiya entshonalanga kuso futhi laye, ngoba wayesemgaqweni, wayegijima kancinyane phansi kulumgwaqo. Futhi kolunye uhlangothi kwakulotshani obuningi, kodwa izicuku eziningi lameva legusu, kodwa phakathi lapho kwakulotshani oluningi. Futhi yindlela esidinga ngayo inkosi lokudla kwenkosi ngobunzima. Ukubutha inkomo kwakuyileli ibandla, ukubagcina kulolo hlangothi. Inkomo ngempela zihamba emgaqweni ololongekileyo, inhlanganiso yesonto ngazingakwenza. Okuyikuthi umgwaqo wawumela inhlanganiso yesonto. Aqala ukubuyisela emgaqweni kubona ukuthi abayi kuloba yiphi inhlanganiso yesonto. Ukuthi wabona umduli ongenzeki ukuwuchapha. Lokho kwangivimbela ukuya entshonalanga kwakuyileyo ndaba yomthelo kuhulumende. Akula muntu ongazwisisa ukuthi ngaphuma njani kiyo. Kwakungumduli owangivalelayo, kodwa inkosi yangidlulisa kuyo. Futhi ngaledlula ngizahlangana lawe mfowethu Bhila esihlengeni. Ngakho manje khona-ke ngasinyazana ngemuva kwalokho umfowethu Roy Robertson. Mfowethu Roy, ungabe ulapha na lobu busuku? Yebo, ngiyakholwa. Ini ngaseceleni. Wangifonela futhi wayelephupho, futhi waphupha ukuthi sasibutha inkomo. Manje lelo ngelesithathu sibutha inkomo, futhi kwakulotshani olukhawula esiswini, kugcwele ukudla. Sonke abazalwane sasindawonye futhi sabuya endaweni ukuba sidle. Futhi umfowethu uFred Sitman waphakama futhi wathi, u-Elijah umprofethi omkhulu uzakhuluma kusukela lapha lamuhla emini. Futhi-ke lapho sonke sesidlile, wonke umuntu wahamba futhi wamangala. Kungani bengazange balindele ukukuzwa kukhulunywa? Manje bona ukuthi lokho kuhambelana njani qathu lomfowethu Jackson. Bona lokho kuchaya qathu khona qathu lokho umfowethu Bhila akuchoyo. Akula ngitsho owalindayo ukuze afumanise. Nanzelela masinyazane emva kwalokho, Dade Collins, ungabe ulapha? Udade Collins waphupha iphupho lokuba lapha ebandleni futhi kwakulomtshado owawulungiselela ukuthatha indawo. Futhi lapho ekwenza wabona umyeni engena ephelele, kodwa umlobokazi wayengaphelelanga kangako, kanti kwakungumlobokazi. Manje lelo libandla. Futhi kwakungathi kulesidlo kumbe inkonzo ithatha indawo lapha njengokudla kubekwa. Futhi kwangathi kuyambamba ngokuthi umfowethu Neville wayephakulula ukudla ebandleni, kodwa wathi kwakuyikudla okwedlula konke ake wakubona. Wayelambile sibili, kodwa wacabanga mhlawumbe ukuthi ephutsheni ukuthi wayengamelanga akuphakulule futhi yena lomfo wethu wilati babeza kuya phezulu e-ranch house futhi badle futhi lapho bekwenza ukukhanya ohlangothini lwesandleni sokunene kwacima manje liyazi ukuthi lokho kuyini manje ukudla umlobokazi akaphelelanga kodwa umyeni uphelele umlobokazi akakapheleli okwamanje kodwa ukudla lokho okwakunikezwa kwakungasikho kudla kwemvelo yikudla kukamoya lokho ebelikade lisiba lakho isikhathi sonke mangime lapha kulelo phupho lesine okwesikhatshana nje alikhumbuli mfowethu Fred Suthman mfowethu Banks Woods lapho siphandle e-Arizona umnyaka odluleyo lapho siphandle sizingela ingulube zegama futhi inkosi yakhuluma alizazi izinto azenzayo ngokupheleleyo etshengisa lokho okwakuzagcwaliseka lapho siqhubeka sihamba emgaqweni ngakunjalo lina bazalwane ababili wothini amen akaze aphuthise futhi ngabona embonweni lapho sitshayela ngolunye usuku umbono wenkosi weza kimi futhi ngangilungiselela ngaleso sikhathi lapho ngiphenduka ekhaya ukuya phetsheya kolwandle futhi lapho ngisiya phetsheya kolwandle awu ngabona emkhumbini kumbe eceleni kolwandle lapho imikhumbi eyayiphuma khona futhi kwakukhona encinyane indoda emfitshane lapho futhi yathi ngikulungisele isikebhe mfowethu Branham futhi kwakuyisikebhe esincinyane phose ifidi ubude kodwa sasimhlophe njengongqoqwane futhi wathi kimi lokhu ngokwakho ukuthi uchaphe ukukho
oh
ngathi akwenelanga wathi kuzahamba amamayili angamashumi amane ngehola phezulu laphansi lindlela lokho kuphezulu laphansi okhunjini kodwa ngathi akusoze kungichaphise futhi-ke wakhangela phansi futhi wathi hamba ngendlela abahamba ngayo futhi ngakhangela futhi kwakulo mfowethu uFred Tickman lo mfowethu uBanks Wood behlezi esikepeni esincane esipendwe ngokuluhlaza kanye lezinye impahla zokubopha ithente ngemuva kwaso umfowethu Banks elengwane ephecelwe phezulu njengalokhu umfowethu Fred le yakhe ifotokele phambili futhi wathi hamba njengabo ngathi hathi angingeke futhi indoda yathi kibo indoda encinyane yathi ningamadoda esikepe na umfowethu Banks wathi yebo umfowethu Fred wathi yebo kodwa ngathi ayisibo ngiyindoda esikepe futhi ngiyazi angisoze ngihambe kwalokho nje futhi ngileqiniso angisoze ngihambe ngaleyo ndlela wathi awungeke uhambe labo yini wathi hatshi hatshi awu ngachibilika futhi lapho ngikwenza indoda encane okuba khona imikhumbi yaphenduka ukuba umfowethu omuhle umfowethu Argenbright futhi ngabuyela emuva kulumbono futhi kwakulesi cinyane isakhiwo eside futhi-ke ilizwi lathi kini futhi lonke lina liyakhumbula lokhu kumbe inengi lenu ilizwi lathi kini ngenisani ukudla kugcine phakathi yiyo indlela kuphela ukubagcina lapha ukubanika ukudla futhi ngangenisa ngangingenise phakathi inkalakatha zezigqinyi ezinkulu zigcwele amakherothi amahle sibili lemibhida emihle sibili lezinto esengake ngazibona liyakhumbula manje umbono yini manje futhi ngalitshela ngokuya kwesikhathi lokho ingcazelo eyayiyikho kwakumele ngiye ezurich switzerland lo mfowethu Argenbright okwemihlangano yobusuku obuhlanu ngatshela abazalwane kungakenzakali angiyikuhamba futhi ngangiphansi lo mfowethu welch evans phansi lapho kusipha ingcazelo obunye ubusuku ngiyakholwa umfowethu welch wabuya futhi wangithatha sasisiya ohambweni lokuyagola futhi wathi umfowethu Argenbright wayengibiza ngathi kulungile nanku lapha baza ngiyalela futhi izikhathi eziningi hathi ngomfowethu Minor ungomunye wabangane bami abahle sibili kodwa kwezinye izikhathi nganje nga bengacabanga ukuthi uza kuyatshumayela enye into ephikisana le mfundiso yabo baphonguthi uza kuba khonale ukuthola abangane bakho lapho futhi bathi umfowethu Argenbright wangibiza futhi wathi mfowethu Branham khonanje lokho umoya okukhulumileyo wathi wena buya letha umkakho kanye lawe wathi ngoba awuyi kuthumayela kangako wathi ngoba ngicabanga ukuthi bakutholele kuphela okobusuku obubodwa futhi wathi Ungeza kuchumayela, labona lobo.
I said no.
Futhi ngathi hachi.
Ah,
wathi, oza wena lumkako. Yonke ninawozani, bona. Uthi ngali ngabuya, ngizalivakatshisa. Oh, umkami, umkako. Labo bonke sizabuya, sedlule eSwitzerland. Khonale sidlule ePalestina. Ngathi, hachi. Ngangile ncazelo, ngatshela umfowethu Welch kumbe umfowethu Fred labo, ngizalitshela ekuseni. Kodwa kuqala, umkami kufanele akhulume olunye ulutho, futhi lapho ngimbiza khona-ke, wayala kuhamba, ngathi, nanku lapha, bona. Manje leso esincinyane esikepe esimhlophe, kwakuyilowo mhlangano owodwa, kulungile kuhamba loba ngaphi lapha, okunjini, omhlangano owodwa, kodwa akwenelanga, lanxa kwakumhlophe futhi kukuhle, ukungibiza ngaphetsheya kolwandle. Umfowethu Fred lomfowethu lapha babemelwe embonweni, babemela hambani njengesivakatshi ukuyozikholisela. Kodwa angizange ngibe le ndaba lokwenza lokho, futhi ukubayalela ukuba ngamadoda esikebhe kwakusitsho ukuthi babengasibathumayeli. Kodwa ngangingumthumayeli, futhi ukudla kuleso esincinyane, isakhiwo eside, angizange ngihambe phetsheya kolwandle, futhi ngabuyela kulesi sakhiwo esincinyane, futhi senza amadazeni amathephu amapiramidi lakho konke ukutshengisa abantu ihola esiphila kilo.
Now compare even that with the
manje qathanisa loba lokho kanye lamanye amaphupho. Lo kwakungumbono ukudla, nanku kulapha, le yindawo. Nanzelela khona-ke lokho okwathatha indawo. Khona-ke masinya emva kwalowo mbono wesine usiza, kumbe iphupho lesine ngilitshelwa, kwahle kwabuya umfowethu Panel, yena ulapha kwenye indawo khona lapha, futhi uBhili ube ngekho lapha, njalo lindoda yayiphathekile, uvela eBloomington, ngiyakholwa, kumbe eBedford, Lafayette, ephatha imihlangano. Futhi wayele phupho, futhi wehla phansi kumfowethu Hood, futhi wathi, angingeke nje ngiyekele lokhu kuhambe, kufanele ngikukhulume, kufanele ngitshele umfowethu Branham, kuyangikhathaza. Futhi uNkulunkulu uyakwazi, ngitsho lephupho elilodwa phakathi kwabo, akuya nje elokuqala, elesibili, elesithathu, elesine, elesihlanu, elesithupha. Umfowethu Panel wathi, ngaba lephupho elingazwisisekiyo, ngaphupha ukuthi ngangiza kuba lo mhlangano phezulu ngale, futhi ngenye indlela, lo mhlangano lapha ebandleni elitsha sengathi, futhi wathi, banda elitsha ngokuphuma okwakwenzayo ukuthi wamangala kungani babengavumelani phakathi kwawo mabili kumbe enye into ngaleyo ndlela. Futhi wathi wayemile lapha waze kwathi, awu, bengiphakathi lapha ngizalinda nje futhi ngizayimela inkonzo. Futhi wathi indoda yeza phakathi kwesakhiwo igqoke isudu ensundu lebhuku, ngicabanga ukuthi wayebhala. Futhi watshela umfowethu Panel wathi, lo ngumhlangano wabakhethiweyo, ngowamadikoni labaphathi kuphela. Awu, wasengathi ukhubakele kancinyane, ngakho waphuma emnyango webandla elitsha, ibandla elalakhiwe kumbe leli elalilungisiwe elavuswayo. Futhi lapho esephume phandle kwakusina ungqoqwane, umkhathi omubi, isikhathi sebusika. Futhi akula loyedwa walaba abantu owayesazi ulutho ngalokhu. Futhi lapho esephume phandle emnyango, ngangimile khonapho ikhangele entshonalanga, ngathi, ungazizwa ukhubekile mfowethu Panel, ngiza kukuqondisa lokho ofanele ukwenze. Futhi umfowethu Panel loba nguwuphi wabo bonke wabesazi ukuthi angizange ngibatshele incazelo kukhona manje, kukanti ngikubona lapho beza kukhuluma. Lananzelela ukuthi ngasuka masinyane njani phandle kwalapho mfowethu Panel ukuthi ngingakutsheli. Futhi ngaqhubeka ngaya phezulu, angizange ngitsho lutho kumfowethu Hudu kumbe loba ngubani, loba kubani, ngakuchiya nje ngoba ngangifuna kubona lapho okwakuqonda khona. Langizwa ngisithi isikhathi esilutshwana esedluleyo ngikhathazekile, yikho lokho okwakuyikho. Futhi-ke umfowethu Panel wathi, ngathi kuye, umfowethu Panel, qalisa, futhi indawo yokuqala ozabuya kiyo izakuba nguZipora. Zipora, Zipora, lokho okutsho ihyphen, kumbe mana, kumbe enye into. Ngathi, ungahlali khona lapho, khona-ke, hamba kwelandelayo, futhi uzathola umfazi omdala. Futhi-ke, ungami khona lapho, hamba njalo, uzathola umfazi omdala sibili, ungami lapho. Futhi sonke isikhathi sinjalo, ngangikhuluma, sasihamba phakathi konqoqwane. Futhi ngathi, hamba uze ufumane umkami. Futhi lapho ufumana umkami, ngana khona lapho. Futhi wathi, wakhangela, futhi sasiphandle konqoqwane enkangala. Futhi ngase nginyamalele. futhi wakhangela emuva, futhi wabona umkakhe epompa amanzi emthonjeni, futhi omunye umtshumayeli emdonza ukuthi amdonsele khatshana lephampu. Ayemkhangele futhi wavuka. Nansi incazelo yephupho lakho. Futhi ngabe ngakutshela lobo busuku, kodwa ngathibilika nje okokuthi lo Zipora lo yedwa umfazi omdala lomunye sibili umfazi omdala sibili lawo ngamabandla bona. Futhi uZipora ngempela engumkaMose uZipora, futhi siyananzelela ukuthi amtshela ukuthi engami kubo kungelani lokuthi babe badala okunganani, babe zinhlanganiso ungami kubo, sebephile isikhathi sabo. Kodwa lapho esiza kumkami lelo okulibandla lami uJesu Kristu angithumele lona leli kulolu suku lokucina, futhi nanti lona lapha mana lapho, futhi ngase ngihambile entshonalanga. Khona-ke udade Steffi angabe engekho lapha ngoba ubesesibhedlela, angazi ukuthi ngaphi. Ngabe udade Steffi? Yebo, nangu ulapha. Udade Steffi ubuya endlini yami ukuzokhulekelwa engakayi esibhedlela uyahlinzwa ukuthi uNkulunkulu uzakumsiza futhi ambusise, futhi ngeqiniso wakwenza. Futhi wathi ngibe lephupho elingazwisisekiyo mfowethu Branham. Ngathi yebo. Futhi wathi ngaphupha ukuthi ngangiphandle entshonalanga futhi ngi lelo ngelesithupha. Futhi wathi ngaphupha ngangiphandle entshonalanga futhi kulelizwe elichayekileyo, futhi lapho ngikhangele kumi phezu koqaqa kwakule ndoda endala sibili elendevu ezinde ezimhlophe, futhi inwele ayelazo ngazikhule zehla phansi ebusweni bakhe, futhi wayethande ngokumhlophe enye into isambathwa, futhi umoya wawusiphephula. Ngicabanga kunjalo dade Steffi njengalokho. Futhi wathi ngaqhubeka ngisondela eduzane, wayemile phezulu esiqongweni sentaba ekhangele empumalanga. Futhi wathi ngamangala, ubani lindoda endala na? Futhi wasondela eduzane eduzane, futhi lapho esesondele eduzane wananzelela ukuthi kwakungubani. Kwakungu-Elija ongafiyo, umprofethi emile phezulu lapho ekhangele impumalanga. Wathi kumele ngimbone, wayelesidingo, futhi wagijima phezulu oqaqeni, futhi wawela phansi lapho ukukhuluma laye ebizweni lika-Elija. Futhi wathi lapho ekhuluma wezwa ilizwi, wathi kuyini okufunayo dade Steffi? Futhi kwakuyimi. Iphupho lakho lagcwaliseka khona lapho dade Steffi, ngoba masinyane emva kwalokho ngase ngihambe eLouisville. Lokho ayekufuna kwakungumkhuleko bona, futhi wedlula kahle lapho esibhedlela. Futhi isibonakaliso ngami ngisiya entshonalanga ngikhangele empumalanga umhlambi wami. Nanzelela lapho ngaya eLouisville, futhi lapho ngiphenduka ngangathi ngiyangena esangweni, futhi kwakuleziphunu ezafuqelwa lapho esangweni lami. Umnumzana Goyins wesitalada sedolobho lapha wayehamba esenyuka isitalada, wathi Billy buya lapha, wathi kufanele ususe amasango akho lezinto, uthango lwamatshe lamasango. Ngathi awu, kulungile Billy. Ngathi ngizakwenza nini na? Wathi ngizakutshela, ngizakwazisa ukuthi nini. Ngathi bona ekuqaleni komnyaka bazaqala ukukwenza. Ngathi kulungile. Ngakho ngaqala ukubuyela endlini, futhi umkami wathi kumele ngihambe emagirosa khona ngokuphangisa, futhi ngehla phansi ngomgwaqo. Futhi umfana uRaymond King okungumanjinela wedolobho ngihlala ngimbiza nje beyodaka, ngoba sasingabantwana abancinyane sibhukutsha ndawonye, watshaya undoda endlebeni ngesigaqa sodaka. Futhi sihlala simbiza ndlebe yodaka, uhlala khona phansi emgaqweni usuka kimi phose umnyango wesibili ngaphansi kukamfowethu Hood. Futhi-ke ngathi, daka uya lapha okomzuzu. Wathi kulungile Billy, futhi wabuya khona lapho. Ngathi leso sikhonkwane ositshayelele phansi. Wathi Billy kuyi bazangenisa yonke into phakathi. Wathi zonke lezi izihlahla, intango lezi lakho konke okunye kumele kususwe. Ngathi, awu, umanjinela ungitshele ukuthi umuzi wami ungena phakathi kwesitalada. Wathi, yebo, kodwa baza kuqhelisa, baza kungenisa phakathi. Kungenani, wathi lo wami futhi. Ngathi, awu, umfowethu uthi ungumbazi wamatshe, futhi ngathi ngizamenza akubuyisele emuva. Ngathi, Billy, ungakubambi. Yeka ukontilaka akwenze lokho. Leyo yindlu yomfundisi, akusiyo na. Ngathi, yebo mnumzana. Wathi, miyeke akwenze, wathi uyazi lokho engikutshoyo. Ngathi, yebo. Futhi ngachibilika, njalo khonapho ngokuphangisa, enye into yakutshaya. Aya ngekhaya, angena ekamelweni lami lasensitha, adobha lelo bhuku, futhi nanko kulapho. Kwakungasiwo mabhuku ekhonkili, kwakungamatshe. Ngathi, Meda, lungiselela.
Six straight dreams, and then the vision kept it. When these things come to pass, and westward,
futhi-ke, umbono wakuphetha. Lapho lezi zinto zigcwaliseka, phendukela entshonalanga.
I call Tucson. Brother Norman.
Afonela eTucson. Umfowethu Norman ulendawo. Ngangazi ukuthi ngiyangapi. Angazi ukuthi ngenzeni. Ngiphakathi nje kwe ngimile. Angazi okokwenza. Ngijiya ikhaya engingadingi ukubhadala irenti. Iholo lami ngamadola alikhulu ngeviki. Futhi ngiphosa ngibhadalele indlu amadola alikhulu ngenyanga. Ngilapha kanye labafowethu labodadewethu. Lapho engithandwa khona. Futhi ngiyahamba. Angazi ukuthi ngapi. Angikwazi ukuthi ngani. Angeke ngilitshele ukuthi kungani. Kodwa kulento eyodwa engiyaziyo. Ngikulandela lokho athi ukwenze. Angikwazi. Ukwazi ukuthi yiphi indlela yokuya kuyo. Lokho. Okokwenza. Akulani lo wami. Ngicabanga u-Abrahama wezwa ngaleyo ndlela lapho emtshela. Hamba nganeno. Ngaphetsheya komfula. Akazange abekwazi lokho okokwenza. Kodwa ukuba isihambi. Ukuzehlukanisa. Angizange ngibekwazi ukuthi ngenzeni. Umgqibelo odluleyo ekuseni, iviki eyodwa kusukela izolo, sokungaba ngelesithathu ntayo ekuseni, ngase ngivukile, futhi ngathatha amanzi, futhi ngembathisa uJosefu ingubo ekamelweni lakhe. Futhi-ke, aphenduka, futhi ngangilele phansi nje, ngalala, futhi lapho ngisiyalala, ngiveza lawo maphupho amancinyane lezinto, ukuze libone isisekelo salokho engilungiselela ukukukhuluma. Ngembathisa uJosefu. Futhi ngabuyela, futhi ngalala phansi, futhi ngalala, futhi ngaphupha iphupho, futhi ngaphupha ukuthi ngabona indoda eyayifanele ukuba ngubaba wami, lanxa wayeyindoda enkulu, futhi ngabona umfazi owayefanele ukuba ngumama wami, kuphela, wayengakhangeleki njengomama wami, futhi indoda yayilolunya kumkayo, futhi wayelokhuni olulamakhona amathathu, lapho ayebaze khona lolukhuni, futhi kwenza yazi isiqephu sokhuni, esigodweni, yazi kwenza ukhuni olulamakhona amathathu, futhi sonke isikhathi umfazi eqala kusukuma, wayembamba njengentamo yakhe, futhi amtshaye ekhanda lakhe. Uthi amuyisele phansi, uthi-ke, wayelala lapho, uthi ayobayobe, uthi akhale, uthi-ke, wayezaqala, ukuphenduka njalo, wayehamba-hamba eziqhenya, isifuba sakhe siphandle, undoda omkhulu, uthi lapho evuka njalo, wayembamba ngentamo, uthi athathe ugodo lwakhe olulamakhona amathathu, uthi amtshaye ekhanda lakhe ngalo, amuyisele phansi, abuyele ngemuva, uthi akhuphele phandle isifuba sakhe, engazathi, wayenze into enkulu. Futhi ngangimile ibanganyana. Ngikukhangele. Ngacabanga. Angeke ngilwise leyo ndoda. Umkhulu kakhulu. Futhi khona-ke. Umele abe ngubaba wami. Kodwa akasuye baba wami. Futhi ngathi. Akafanelanga ukuphatha lowo mfazi kanjalo. Futhi ngangathi ngiyacaphuka kancinyane ngaye. Ngakho. Khona-ke, khonapho, ngathola isibindi esaneleyo. Futhi ngaya kuye. Futhi ngambamba ngekhola. Futhi ngamchibilikisa. Futhi ngathi, ngawulalungelo lokumtshaya. Futhi lapho ngikhuluma lokho, imisipha yakhula, akhangeleka, njengesiqhwaga. Futhi indoda yakhangela kuleyo misipha. Futhi ke wangesaba. Futhi ngathi, ungamtshaya, futhi uzaqedelana lami. Futhi wangathi uyathikaza ukumtshaya njalo. Futhi ke ngavuka. Futhi ngalala lapho okwesikhatshana, ngacabanga, kuyini lokho na, ngakuzwisiseni, ngiphupha ngomfazi lo, futhi ngesikhatshana nje, nangu esiza, ngathola incazelo. Umfazi umela ibandla lomhlaba, lamuhla, wonke umhlaba, Ngazalelwa khona phakathi kwalinyakanyaka futhi nanku ngilapha. Ufanele ukuthi abe sengathi ungumama we, nga waye ngumama wesifebe, kanti ngazalelwa phakathi kwakho futhi indoda yakhe zinhlanganiso zamasonto ezimbusayo. Ukhuni olulamakhona amathathu ayelalo lubhaphathizo lweziquntathu emabizweni amanga ukuthi sonke isikhathi eqala ukuphakama ibandla ukukwamukela uyamtshayela phansi ngalo futhi yebo yena emkhulu kangako achibilika angimesaba kancinyane futhi-ke agijimela kuye kungenani futhi imisipha yayiyimisipha yokholo. Lokho kwangenza ngacabanga nga uNkulunkulu elami futhi engangipha imisipha makuthi ngimele ekela ukumtshaya. Kwakumele kulitshumi nta ekuseni lapho umkami ezama ukungena ekamelweni futhi kwenzakala.
I went into a vision that morning and I
ngangena embonweni ngalokho kusa futhi mina ngenye indlela manje kumbulani kwakungayisilo phupho kulomehluko phakathi kwamaphupho lemibono. Amaphupho kulapho ulala, imibono lapho ungalalanga. Sizelwe ngaleyo ndlela umuntu ojwayelekileyo lapho ephupha kusekuzweni kwakhe okuncane futhi ukuzwa kwakhe okuncane kukudelaye. Imizwa yakhe iyasebenza ingqe esekuzweni kwakhe kokuqala kulokhu kuzwa. Wena ungojwayelekileyo uyabona uyanambitha uyathinta uyanuka uyezwa, kodwa lapho usekuzweni kwakho okuncane ulele kawuboni lokunambitha lokuthinta lokunuka kumbe ukuzwa. Kodwa kulenye into lapho uphupha ukuthi uyabuyela kulokhu ukuzwa kulo mkhumbulo ukuthi uyakhumbula into owaphupha ngayo iminyaka edluleyo umuntu ojwayelekileyo ungaleyo ndlela. Kodwa lapho uNkulunkulu emisela ulutho ngaphambili lokhu ukuzwa okuncane akukude kangako lala apha kumboni, kodwa ukuzwa kokubili kukhona ndawonye futhi umboni embonweni akalali ulokhu esemizweni yakhe futhi uyakubona. Ngangichasisela lokho kwabanye odokotela ngolunye usuku futhi basukuma futhi bathi uyamangalisa, asikaze sicabange lokucabanga ngento enjalo lapho ngihlolwa igagasi. Futhi bathi babengakaze babone into enjengaleyo. Bona awathi kule nto eyenzakalayo kuwe futhi ngathi akukhuluma wathi yikho kanye. Bona ukuzwa okubili uhlala khona ndawonye akusilutho engingalwenza futhi akungenzi ngedlule omunye umuntu. UNkulunkulu nje wakwenza ngaleyo ndlela. Awuyilala ukhona lapha njengokulala umile lapha ukhangele phandle njengalokhu futhi lonke lina likubonile kumhlaba wonke jikelele. Awuyilala umile lapha kupulatifomu ukhuluma ebantwini. Ngiyangizwa ngingena embonweni futhi ngiphenduke lapho ngigade imota lawe loba ngaphi futhi ngikutshele izinto eziza kwenzakala futhi azehluleki azikaze. Ukhona owake wakubona kusiba liphutha yini? Hathi mnumzana akungeke kube liphutha, akusoze kube liphutha. Ingqeku nguNkulunkulu. Nanzelela khona kupulatifomu izinkulungwane phambi kwamachumi ezinkulungwane zabantu nakwezinye izilimi engingenelisile ukuzikhuluma kunjalo akubi liphutha. Bona nguNkulunkulu.
Now in this vision
manje kulumbono kumbe njengoba bengikhuluma ngakhangela futhi ngabona into engazwisisekiyo. Manje kwakhangeleka engazathi indodana yami encinyane uJoseph yayiseceleni kwami angikhuluma laye. Manje nxa lingakhangelisisa umbono izabona kungani uJoseph wayemile lapho. Futhi ngakhangela futhi kwakule gwenzi elikhulu futhi kuleli gwenzi exukwini lenyoni inyoni ezincinyazane ezingaba ingxenye ye-intshi ubude lengxenye ye-intshi ukuphakama zazindalanyana. Insiba zazo ezincinyane zaziphundlekile futhi kwakukhona ezazingaba mbili kumbe ntathu ogatsheni oluphezulu eziyisithupha kumbe eziyisificaminwembili kolunye ugatsha futhi ezilitshumi lanhlanu kumbe amachumi amabili ogatsheni olulandelayo zisehla phansi esimweni sephiramidi futhi lezo nyoni ezincinyane izithunywa ezincinyane futhi zaziguge kakhulu sibili futhi zazikhangele empumalanga futhi ngangise-Tucson, Arizona embonweni ngoba wakwenza ngokwenjongo ukuthi wayengafuni ukuthi ngehluleke ukubona ukuthi kwakungaphi.
from the desert.
Ngangizicutha inzala enkangala
futhi
ngathi manje ngiyazi lo umbono futhi ngiyazi ukuthi ngisethusoni futhi ngiyazi ukuthi zona inyoni ezincinyane lapho zimela enye into futhi zazikhangele empumalanga futhi kungananzelelwe zathatha umkondo wokuphapha futhi zasuka zahamba empumalanga futhi khonapho zisuka ixuku lenyoni ezinkulu labuya zazikhangeleka njengamajuba impiko ezicijileyo phambili ezingathi zingumbala oyimpunga umbala okhanyayo kancinyane kulalokho lezi zithunywa ezincinyane zokuqala ezaziyikho futhi zazisiza empumalanga ngesiqubu futhi kungathathanga isikhathi zisuke emehlweni ami ngachibilika njalo ukukhangela entshonalanga futhi lapho kwenzakala kwaba lokudubuka okwanyikinya sibili umhlaba wonke manje lingakweqi lokhu futhi lina elisethephini obani leqiniso ukuthi liyakuthola kahle lokhu kuqala ukudubuka futhi ngacabanga ukuthi kwazwakala sengathi isivimbamsindo loba yini elikubiza khona lapho indizamthina zisedlula umsindo futhi umsindo uyaphenduka emhlabeni kwanyikinya nje sengathi kwaduma yonke into khona-ke kwakungabe kube yikukhwaza okukhulu komdumo lombane kanjalo angizange ngibone umbane ngezwa nje lokho kudubuka okukhulu lokho okwaphumayo okwazwakala engathi kwakuseningizimu kusukela kini kusiya eMexico kodwa kwanyikinya umhlaba futhi lapho kusenza njalo angilokhu ngikhangele entshonalanga futhi khatshana khonale elaphakadeni abona ixuku lenye into lisiza kwakhangeleka engazathi kwakungabe kungamachathe amancinyane ayengabe engekho ngaphansi kwamahlanu futhi engedluli ayisikhombisa kodwa ayesesimweni sephiramidi njengalezi izithunywa zisiza futhi lapho kukwenza amandla kaNkulunkulu uSomandla angiphakamisela phezulu ukuhlangana lazo futhi ngiyakubona khona akuzange kungichiye insuku eziyisificaminwembili sezedlule futhi angeke ngikukhohlwe lamanje angikaze ngibe lolutho olungikhathazayo njengalokho okukwenzileyo imuli yami izalitshela ngangibona lezo ndilosi lezo mpiko ezilolongekele emuva zigijima ngesiqubu esedlula umsindo ongagijima ngaso zabuya zivela ebulaphakadeni khonapho njengokuphazima kwelihlo kungenelisi ukuthi ucwayiza ilihlo lakho ukubayima nje zase zilapho angizange ngibe lesikhathi sokubala angizange ngibe lesikhathi esedlula ukukhangela nje ezinkulu inkalakatha zendilosi ezilamandla ezimhlophe njengongqoqwane amaphiko ebekiwe lamakhanda futhi zazi futhi lapho kukwenza ahluthulelwa phezulu kulipiramidi yexuku futhi ngacabanga manje lokhu yikho ngangizizwa ngile nkantsho ndawo yonke futhi ngathi o minabo lokhu kutsho ukuthi kuzakuba lokudubuka okuza ngibulala ngisekucineni komgwaqo wami manje akumelanga ngitshele abantu bami lapho lumbono usuka kangifuni ukuthi bazi ngakho kodwa ubaba osezulwini ungivumele khathesi ukuba ngazi isikhathi sami sesiphelile futhi kangiyikutshela imuli yami ukuze bakhathazeke ngami ngoba uselungiselela ukuhamba futhi indilosi lezi zilande mina futhi ngizabulawa masinyane manje kolunye uhlobo lokudubuka khona-ke kwasekusiza kimi lapho ngisequkini leli hatshi lokho akusikho khona ngabe kungakubulala kwakungabulala ujosefu futhi ngangisizwa ujosefu engibiza awu khona-ke ngasengijibilika njalo ngacabanga nkosi nkulunkulu utshoni lumbono na futhi ngamangala futhi-ke kwasekusiza kimi hatshi ilizwi kweza kimi nje oh lezo zingilosi zenkosi zisiza ukuzonginika umsebenzi wami omutsha futhi lapho ngicabanga lokho ngaphakamisa izandla zami futhi ngathi o nkosi jesu kuyini ongabe ufuna ngikwenze futhi umbono wangichiya okwakungaphose kube lihola ngangingezwa lutho manje lina bantu liyazi ukuthi izibusiso zenkosi ziyini kodwa amandla enkosi ahlukene kakhulu amandla enkosi endaweni ezinjalo makuzwa khona izikhathi ezineninengi ngaphambili embonweni kodwa kungekho njengalokho kuzwakala njengokwesaba okuhloniphayo ngangisesaba aze ngangezwa lutho ebukhoneni bezidalwa lezi. Ngikhuluma iqiniso njengopawuli watsho ngangiqamba imanga alikaze lingibambe ngikhuluma into ephambukileyo ngento enjengalokho enye into ilungiselela ukwenzakala. Khona-ke emva kwesikhatshana ngathi Nkosi Jesu, nxa ngiza kubulawa ngenze ngibe kwazi ukuze ngingatsheli abantu bami mayelana ngalokhu, kodwa nxa kungenye into ethile ngenze ngibe kwazi, kodwa akulalutho olwaphendulayo. Emva umoya usungitshile phose okwengxenye yehola ngiyathemba kumbe okwedlulayo ngathi Nkosi, akuyikho khona-ke ukuthi ngiza kubulawa futhi usuqedile ngami emhlabeni futhi ngiza kuthathwa ukuya ekhaya manje. Lokho nxa kuyikho, lokho kuhle, lokho kulungile. Ngakho ngathi nxa kuyikho, ngivumele ngibe kwazi. Thumela amandla akho kimi njalo, khona-ke ngizakwazi ukungatsheli abantu bami kumbe omunye umuntu ngakho, ngoba ulungiselela ukubuya uzongihlwitha. Futhi kakulalutho olwenzakalayo futhi ngalinda okwesikhatshana. Khona-ke ngathi Nkosi Jesu, ngabe kungatsho lokho futhi kusitsho ukuthi kulenye into ngami yokwenza futhi uzembula kimi mbayimbayi. Khona-ke thumela amandla akho futhi waphosa kwangikhupha ekamelweni. Ngazithola kwenye indawo ekhoneni, ngangisizwa umkami kwenye indawo ezama ukunyikinya umnyango. Umnyango ekamelweni lokulala wawukhiwe futhi ngangilebhayibhili livulekile futhi la ngangibala ngangikwazi kodwa kwakuphakathi ngiyakholwa kwabaseRoma isahluko 9 indima yokugcina. Khangelani, ngibeka esiyoni ilitshe lengonzi, ilitshe lokukhubekisa, ilitshe lengonzi eliligugu. Loba ngubani okholwa kuye ngayi kuyangeka. Futhi ngacabanga, uyamangalisa, ngibala lokho, umoya ulokhu ungithwele, ekamelweni, avala iBhayibhili, futhi ngema lapho, ngaya efasiteleni, kwakungaba ngelethumi ntayo ekuseni, kumbe sokwedlule, futhi ngaphakamisa izandla zami, futhi ngathi, Nkosi Nkulunkulu, angizwisisi, lolu lusuku olungajwayelekanga kimi. Futhi sengiphambene phose ngathi Nkosi, utsho ukuthini lokho na? Ngangibale futhi, ngabe kunguwe manje lokhu kuzwakala njengobuntwana. Futhi ngathatha iBhayibhili ngalivula, nanko kulapho njalo endaweni efanayo uPawulu etshela amaJuda ukuthi bazama ukuetshela abaseRoma ukuthi amaJuda azama ukukwamukela ngemisebenzi kodwa kungokholo ukuthi siyakukholwa khona.
Awu,
kube isikhathi esesabekayo kusukela lapho. Manje liyabona lapho engime khona. Kangikwazi ukuthi kwenzakalani. Kangikwazi ukuthi ngithini. Kodwa manje makuthi, manje kusukela manje kusiya okulandelayo, phose ijumi lanhlanu imizuzu engamajumi amabili, angizame ukukhuluma enye into lapha khathesi.
Remember, not one time has those visions.
Kumbula, ngitsho lesikhathi esisodwa leyo mibono eyake yaba liphutha. Manje ngiza kuthatha imibhalo okwesikhatshana nxa lingananzelela kusambulo isahluko 10.
Now let me say this. If the vision is scriptural,
manje mangithi lokhu, nxa umbono ungombhalo ungachasiswa kuphela ngombhalo. Futhi-ke ngifuna ukuthi lihlanganise lokhu ndawonye.
And now you present and you on tape.
Futhi manje lina elikhona lani elisethepini, obani leqiniso liyakutsho lokhu ngendlela engikutsho ngayo, ngoba kungaba lula ukungazwisiseki. Lijahile na? Kulungile nje. Ngiyabonga ngokuba lithule kangaka. Kuhle. Manje ingilosi yesikhombisa, manje bomnumzana, lapho ngisipha lokhu isihloko, lesi yisibonakaliso sesikhathi sokuphela na? Kungaphi esiphila khona? Isikhathi bani sosuku esiyiso na? Njengoba indayo okhatheleyo ubusuku bonke ephakamisa lokuchibilikisa kumkombalanga ukukhangela ukubona lokho okuyikho elumathisa ukukhanya. Umkhuleko wami ukuthi uNkulunkulu masilumathise ukukhanya.
I'm standing in an awful place if you but knew it.
Ngime endaweni esabisayo. Ngakodwa belikwazi.
Khumbula.
Ngilitshela ebizweni lenkosi. Ngilitshele iqiniso. Uthi enye into ilungiselela ukwenzakala.
I don't know. Now you all take get that.
Ngangikwazi. Manje lina elisethepini likuthole lokhu. Ngangikwazi.
Ngizazama.
Lokho okwabuya kimi izolo. Ngihlezi ekamelweni lami langasensitha. Angitsho ukuthi lokhu kuliqiniso. Kwakuyinto kuphela ehambe enhlizweni yami. Lapho engihambe khona izibuya. Ngangifanele ngehle phansi. Ngithole isikhathi esincinyane futhi ngize phansi lochali. Futhi ngiyezingela laye ngolunye usuku. Singakehlukani omunye lomunye. Mangithi ukuthi ngoba ngiya entshonalanga. Akusikho ukuthi sengithiya itabhanekeli leli. Leli libandla iNkosi uNkulunkulu eyangipha lona. Lapha isigodlo sami. Lapha kulapho engihlala khona. Ngihamba kuphela ngokulalela umlayo ophiwe kimi ngombono. Indodana yami uBilly Paul uzahlala engumabhalane wami. Ihofisi yami izakuba lapha kuleli bandla. Ngosizo lukaNkulunkulu ngizakuba ngilapha lapho into iziphelile ukuthumayela impawu eziyisikhombisa ukuthi loba waphi amathephu engiwenzayo kumbe loba yini okunye kuzenziwa khona lapha kuleli bandla. Futhi khona lapha ngokwazi kwami kuyindawo lapho engingathumayela khona ngokukhululeka okukhulu ukwedlula engingakwenza loba ngaphi emhlabeni, ngoba kule qembu labantu lapha elikholwayo futhi belambile njalo bebambelele. Futhi lokhu kuzwakala njengekhaya kimi. Le yindawo. Futhi nxa unanzelela amaphupho akhuluma into efanayo. Ubona lapho ukudla. Manje kodwa angikwazi lokho okukwela kusasa. Kodwa ngiyazi lo ophethe kusasa. Yiyo into enkulu. Manje uNkulunkulu, ngangilahlekile ngixolele. Futhi ke vala umlomo wami Nkosi. Kuloba yini engasoze ile intando yakho. Ngenza lokhu kuphela ngoba ikubona kwami Nkosi. Ngakuthi abantu bazwisise. Ikubona kwami kuphela. Isizathu ngicabanga ingcazelo ingabuyanga khona lapho. Kwakungentando kaNkulunkulu. Ngoba ngiyakholwa kubhalelwe mina lapha eBhayibhelini. Futhi ke nga kungokombhalo umbhalo kuphela ongakuchasisa. Futhi nga lokhu kuliqiniso mfowethu dadewethu angitsho ukulethusela, kodwa kungcono sinanzelelisise kakhulu. Manje silungiselela enye into ilungiselela ukwenzakala. Uthi ngitsho lokhu ngokuhlonipha lokwesaba kukaNkulunkulu. Uthi licabanga ukuthi ngama lapha uthi ninabantu ngoba likholwe kini ukuba ngumprofethi. Ngangizitsho ukuba nginguye. Umuzwa wami yilokhu. Na umnyaka odluleyo ngathi into kuphela engayibonayo imvuselelo isiphelile ezizweni kumbe lesi sizwe kungenani. Ngathatha uhambo lokuvangela abaningi benu lahamba lami. Oh, kwakukuhle. Saba lezikhathi ezinkulu, imihlangano emihle, amaxuku amaningi. Kodwa ngakuzange kuchaye endaweni. Lumnyaka ngithatha uhambo lwemishinari. Masinya lapho ngisenelisa ngiya eAfrika, India, lasemhlabeni jikelele. Nga ngisenelisa ngolunye uhambo lwemishinari. Nga lokho kungasebenzi khonake ngangithatha manzi kumbe ukudla. Futhi ngiyakhwela enye yalezo ntaba eziyindele. Futhi ngiza kuhlala lapho uNkulunkulu aze aphendule ngenye indlela. Angeke ngiphile njengalokhu. Angingeke nje ngiqhubeke. Leyi kungaba impendulo lapha. Angikwazi. Aze angiguqule. Ngiyawukhumbula umbono. Khozi amaviki amathathu edluleyo. Imile. Elangeni ngithumayela ebandleni. Lonke belilapha ngesonto edluleyo. Amasonto amaningi. Ninabantu lapha elithola amathephu. Futhi lilapha. Lapho esenziwa. Ngiyazisisa izinto lezi. Ngoba manje ngizachaya lezi indawo nje. Futhi likukhangele. Loba nje okuncinyane kwalokho okuthiwoyo. Kufanekisa khona. Kulokhu. Ngakho kumele kube incazelo. Angikwazi. Yikho ngisithi. Bomnumzana. Yiso lesi na.
I believe that the seventh angel of Revelation 10
Ngiyakholwa ukuthi ingilosi yesikhombisa kaSambulo 10 isithunywa sebandla lesikhathi sesikhombisa sikaSambulo 3:14.
Remember, now let me read. Look.
Kumbula. Manje mangibale. Khangelani lapho engingabala khona. Manje leyi kwakuyingilosi yesikhombisa.
But in the days of the voice of the seventh angel, seventh verse.
Kodwa ensukwini zelizwi lengilosi yesikhombisa indima 7 isizakhalisa ukhondo kuzabe sokuphelelisiwe imfihlo kaNkulunkulu njengoba esetshumayele kwezakhe inceku abaprofethi. Manje liyananzelela leyi kwakuyingilosi futhi yingilosi yesikhathi sebandla lesikhombisa ngoba ithi lapha kuyingilosi yesikhombisa yesikhathi sebandla lesikhombisa. Kuthole lokho nga ufuna ukubona ukuthi ngubani lapho ingilosi ekhona. Isambulo 3:14 kuyi ingilosi ebandleni lelawudikeya. Manje uyakhumbula lapho lokho kukhulunywa ingilosi lezikhathi zebandla kuthi manje kulokhu kuzangenelana khona kulezi mpawu eziyisikhombisa esiza kukhuluma ngazo futhi impawu eziyisikhombisa esizama ukukhuluma ngazo lapho zisiza ngalezi isikhathi zimpawu ezibhaliweyo eziyisikhombisa futhi lezi impawu eziyisikhombisa njengoba lisazi ukubonakaliswa kwezingilosi eziyisikhombisa zamabandla ayisikhombisa. Kodwa kulezinye impawu eziyisikhombisa ezingangemuva kwebhuku kungaphandle kweBhayibheli. Nanzelela, izangena kukho okwesikhatshana. Manje ngingakaqali lokhu, selidiniwe yini? Ngingathanda ukusukuma, lintshintshe indawo na? Manje lalelisisani. Ingilosi yesikhombisa, kaSambulo 10:7, yisithunywa sesikhathi sebandla lesikhombisa. Bona, manje khangela, futhi ezinsukwini, manje khangelani lapha.
But in the days of the voice of the seventh angel,
kodwa ensukwini zelizwi lengilosi yesikhombisa isizakhalisa uphondo kuzabe sokuphelelisiwe imfihlo kaNkulunkulu.
Now, sounding forth this messenger, the seventh angel here is sounding forth his
manje ukukhalisa lezi zithunywa ingilosi yesikhombisa lapha ikhalisa umbiko wayo ebandleni lelawodikeya. Nanzelela uhlobo lombiko wayo. Manje kwakungasikho engilosini yokuqala yayingaphiwanga lokho ingilosi yesibili esithathu esine esihlanu esithupha kodwa kuyingilosi yesikhombisa eyayilohlobo lolu lombiko. Kwakuyini? Nanzelela uhlobo lwakhe lombiko ukuphelelisa zonke imfihlakalo zikaNkulunkulu ezibhalwe ebhukwini. Ingilosi yesikhombisa iphelelisa zonke imfihlakalo ezihlezi zingaxakululwanga konke kudlula kulezi izinhlanganiso lenhlanganiso zamasonto. Ingilosi yesikhombisa iyazibuthanisa futhi iphelelise imfihlo yonke. Yikho lokho iBhayibheli elakutshoyo iphelelisa imfihlo yebhuku ebhaliweyo. Manje kasikhangeleni ezilutshwane zalezi mfihlakalo futhi nxa lifuna ukuzibhala phansi. Okokuqala ngizathatha lokho uScofield akutshoyo lapha kuMathewu 13. Nxa lingathanda ukubhala ezinye zazo phansi nxa ungela Bhayibheli likaScofield ingabala lokho acabanga okunye kwemfihlakalo eziyikho. Manje indima 11 futhi waphendula wathi kubo ngoba kuphiwe kini abafundi bakhe ngoba kuphiwe kini ukuba kwazi imfihlo zombuso wezulu kodwa hathi kibo kodwa kubo abakuphiwanga. Imfihlakalo, nansi imfihlo. Imfihlo ngumbhalo liqiniso ebelifihliwe ngemuva manje selisembulwa nguNkulunkulu kodwa lokho ikuthi isiqa sikamoya lokhu sisasekhona kungelani lesambulo. Imfihlakalo ezinkulu futhi lezi mfihlakalo ezinkulu yilezi. Eyokuqala imfihlo yombuso wezulu yiyo esikhuluma ngayo manje. 18 uMathewu 13:3 kusiya ku-50. Manje imfihlo yesibili imfihlo yokukhumbutheka kuba-Israyeli kulesi isikhathi Abaseroma 11:25 kanye lendikimba esithathu imfihlo esithathu imfihlo yokuguqulwa kwabangcwele abaphilayo esikhathini sokuphela salesi sikhathi abaseKorinte bokuqala 15 futhi njalo abaseThesalonika 4:14 kusiya 17 eyesine imfihlo yetestamente elitsha njengomzimba munye owenziwe ngokubili amaJuda labezizwe abaseEfesu 3:1 kusiya ku-11 abaseRoma 16:25 futhi njalo abaseEfesu 6:19 abaseKolose 4:3 imfihlo yesihlanu ngebandla njengomlobokazi kaKristu abaseEfesu 5:28 kusiya
ku-32
imfihlo yesithupha njengakuKristu ophilayo ofanayo izolo lamuhla lanini nini abaseGalatiya 2:20 lamaHebheru 13:8 lendawo eziningi ezinjalo. Imfihlo yesikhombisa ngekaNkulunkulu lakanjalo uKristu njengokugcwala ngokwenyama kobuNkulunkulu emzimbeni kulowo inhlakanipho yonke yobuNkulunkulu futhi ubuNkulunkulu buyabuyiselwa ebantwini. Imfihlo yesificamunwe munye imfihlo yobubi etholakala kwabaseThesalonika lesibili lokunjalo imfihlo yethubi yenkanyezi ezisikhombisa zikaSambulo 120 sidlule kulokho nje inkanyezi ezisikhombisa zamabandla ayisikhombisa izithunywa ezisikhombisa lokunjalo futhi imfihlo yethubi lani imfihlo yeBhabhiloni isifebe uSambulo 17:5 usiya ku-7 lokho ngokunye kwemfihlakalo lingilosi okufanele izibuthanise yonke imfihlo yonke imfihlakalo zikaNkulunkulu futhi eyinye futhi mangitsho lokhu ngokuhlonipha futhi ngingazitsho mina kodwa ngisitsho ingilosi kaNkulunkulu inzalo yenyoka ebekuyimfihlo efihlakeleyo kuyo yonke iminyaka umusa uqondisiwe hathi ihlazo kodwa uqobo umusa weqiniso akulanto enjengokuthi esilaphakade isihogo esivuthayo uzakutsha kweminyaka ezigidi kodwa loba yini okwakulaphakade kwakungela siqalo kumbe isiphetho futhi isihogo sadalwa zonke lezi zimfihlakalo imfihlo yobhaphathizo lokamoya ongcwele kungela madlabuzane kodwa ubuntu bukaKristu busenza ngaphakathi kwakho imisebenzi efanayo leyo ayenzayo imfihlo yobhaphathizo lwamanzi lapho ubuzikhuntathu obedlulisileyo bukulethe ezihlokweni zikababa ndodana moya ongcwele futhi imfihlo yobuNkulunkulu igcwaliseka kubhaphathizo lwebizo likaJesu Kristu ngokwebhuku lesambulo ukuthi ibandla kulesi isikhathi laliza kwamukela nanzo ezinye zemfihlakalo. Insika yomlilo iphenduka. Amen. Yiyo into okufanele ithathe indawo. Futhi siya kubona. Oh, singaqhubeka kanjani? Siqamba imfihlakalo. Sibona leyo insika yomlilo eyakhokhela abantwana bakwaIsrayeli. Ofanayo, lo owatshela phansi uSawule endleleni yakhe esiya eDamaseko. Futhi ofanayo, lo esiza ngamandla afanayo, esenza izinto ezifanayo, futhi esambula ilizwi elifanayo, ehlala ilizwi ngelizwi ngeBhayibheli. Ukukhala kophondo. Ucho uphondo levangeli futhi ukukhala kophondo eBhayibhelini ukucho lungiselelani impi yombhalo yakubhala phansi yini impi yombhalo uPaul wathi nxa ufuna ukubhala phansi lokhu abaseKorinte bokuqala 14:8 uPaul wathi nxa uphondo lunika umsindo ongazwakaliyo umuntu angaba kwazi kanjani lokho okokulungiselela futhi ngali ngela kuzwakala kombhalo isiqiniseko isiqiniseko selizwi likaNkulunkulu libonakalisiwe siza kuba kwazi njani ukuthi sisesikhathini sokugcina na nga kusithi bakholwa ukuthi uJesu Kristu ngofana izolo lamuhla lanini nini kodwa belandula izibonakaliso zakhe lezimangaliso lezo isigaba sonke semvelo sakholwa kuye futhi ibandla lonke lakholwa kuye ngalokhu tizakuba kwazinjani ukulungiselela na omunye umuntu ubuyele chathi kuti wakudeba konke kuti omunye umuntu ubuyele enye into kuti wadweba konke lokhu kuphikisana lalokhu abanye babuya futhi bathi lokhu yikho bephenduka kulokhu futhi abanye babhale amabhuku lezinto ezinjengalezo kodwa unkulunkulu ubuya emandleni okuvuka kwakhe futhi ngubani ozakhuluma emelana lakho na nxa ujesu kristu engofanayo izolo lamuhla lanini nini wenza okufanayo lokho akwenzayo izolo lamuhla lanini nini yikho lokho lingilosi efanele ikwenze ukuthatha zona inkihlakalo lokho okungaqakululwanga abantu abagijima ngakho nandlelela nxa kusipha umsindo ongazwakaliyo ongekho embhalweni kubani ongazilungiselela na kodwa upondo linandlelele sinye ngasinye salezo zikhathi njengoba ngalitshela ngebandla lingena kwakuluphondo olwakhalayo uphawu lwaqhathwa futhi uphondo lutsho impi nxa lungaphi ukuzwakala kombhalo kuthiweni ngakho kodwa manyilizele lokhu emkhumbulweni wenu kungaleqi manje nanzelela isikhathi sebandla ngasinye sasilesithunywa saso siyakwazi lokho upawuli wayesithunywa sokuqala futhi lapho upondo lokuqala lukhala lophawu lokuqala lwaqhaqhwa upawuli wayesithunywa sokuqala njengalokhu sakuthola futhi kuyini akwenzayo wamemezela impi phezu kwani na ibandla le-orthodoksi ngokungakholwa isibonakaliso sikamesiya leso ujesu asiletha kibo ngani kwakumele babekwazi kwakumele bamazi khumbulani upawuli weza ekucineni kwesikhathi zonke izithunywa zeza ekucineni kwesikhathi kusesikhathini sokucina lapho lezi izinto ziziletwa upawuli esazi imibhalo futhi esazi ukuthi ujesu wayengumesiya futhi wakhalimela lawo masinagoge indawo ngendawo ngemibhalo futhi wakhutshwa phandle kwawo wonke kwaze kwathi ekucineni wathintitha uthuli enyaweni zakhe futhi waphendukela wabezizwe kwakuyini na ukukhaliswa kophondo ingilosi isithunywa simile lapho lelizwi oh minabo ungakweqi lokho manje ilizwi futhi upawuli lencazelo engaxutshaniswanga yelizwi likankulunkulu wawakhalimela wonke lawo masinagoge kwamthathela impilo yakhe ukuthi singehla njani phansi ku-Irenaeus omunye isithunywa sesikhathi sebandla elilandelayo lo Martin ongcwele isikhathi sebandla elilandelayo lapho beqala ukuthola imfundiso yamanikolathiya yaqala ukungena futhi basikhalimela leso sikhathi umathini ongcwele wasikhalimela isikhathi sakhe futhi-ke uluda isithunywa sesihlanu walikhalimela lelo bandla lekatolika ngelizwi likankulunkulu abalungileyo bazaphila ngokholo watsho futhi lowo kawusiwo umzimba uqobo kakristu futhi waphosela isidlo esibuyeni futhi waphuma phandle futhi walikhalimela lelo bandla lekatolika lolo phondo lwakhala kahle kunjalo na ujohn wesley wavuka ezinsukwini zebandla le-anglikeni ngani bathi akusela sizathu sokuba lezi mvuselelo futhi yayisisima kodwa ujohn wesley wasukuma elo mbiko womsebenzi wesibili womusa ukungcweliswa futhi walikhalimela lelo bandla le-anglikeni ngophondo lwevangeli elungiselele imbi kunjalo wakwenza manje sisesikhathini selaodikeya lapho sebeyenze inhlanganiso yesonto njalo methodist baptist presbyterian lutheran pentecostal futhi sikhangelele umprofethi ukuthi abuye ukuthi akhalimele lesi sikhathi futhi abaphendukise ebubini babo manje ngaleyo kwakuyindlela yonke indlela kusehla esikhathini unkulunkulu angantshintsha yini indlela yakhe kulolu usuku angeke antshintshe kufanele agcine indlela yansuku zonke futhi khumbula lesi sithunywa sasiyingilosi yesikhombisa futhi wayefanele athathe zonke imfihlakalo futhi azibuthanise nanzelela ingilosi yesikhombisa yayifanele ikhalimele ibandla lelaodikeya elinothileyo nginothile ngilempahla ezineni futhi kangidingi lutho wathi kozwisa usizi uyama isipofu unqunu kuti awukazi yo wakungumbiko wake
oh
nkulunkulu sithumele umprofeti ongesabiyo ole icho kanje inkosi ukuthi ilizwi likankulunkulu eliqinisiweyo lizakuhamba phakathi kwayo futhi iphakaze ukuthi uthunywe evela kunkulunkulu futhi lapho esiza uzazikhalimela lezo zikhathi sibili uzakwenza uzayenza lelo bandla lelawodikeya imelane layo impela uzakwenza bakwenza kuzo zonke izikhathi akusoze kuntshintshe kulezi isikhathi kumele kube ngokufanayo nandelela manje ibandla lelawodikeya isithunywa izaqeda yeselawodikeya indilonzi yesikhombisa izaqeda konke okwezimfihlakalo ezalahlekayo ezimpini ngaphambili okweqiniso uluda waphakama kodwa kazange abe leqiniso lonke waba lokulungisiswa kuphela kunjalo kwasokubuya esinye isithunywa esithiwa ngujohn wesley silokungcweliswa wayengelakho ibhayibhili lathi ibandla lephiladelfiya khona-ke kubuya isikhathi sebandla lelawodikeya kanye lobhabhathizo lukamoya kodwa balichaphaza futhi babuyela khona emuva ekupholeni njengalokho abakwenza endaweni yokuqala lapho kufanele akhangelele njengo-alfa lo-omega isandla sakhe silele kwenye indlela lenye indlela wokuqala lowokugcina umoya wakhe wehla ngosuku lwepentekosti futhi wagcwalisa lelo qembu waqala ukuphela kancane kancane kwaze kwafika ezikhathini zobumnyama izinti zezibane zegolide eziyisikhombisa izikhathi zebandla eziyisikhombisa esokugcina sasikhatshana kakhulu laye leyo kwakuyinkulu phose iminyaka eyinkulungwane yesikhathi sobumnyama sebandla lekatolika uluther waqala ukuletha ukukhanya okulandelayo kuduze kancinyane lelizwi ukukhanya okulandelayo kwasondela eduze kancinyane ukukhanya okulandelayo ilawodikeya khona-ke waphenduka emuva njengalokho okwakwenzayo indawo yokuqala sabuyela khona enyakanyakeni efanayo esayenzayo endaweni yokuqala alikuboni yini lokho engikutshoyo na manje khangelani kuleqiniso elineni elilahlekayo ngani lapho abanye abayekethisa eqinisweni kodwa lingilosi yesikhombisa ngayiyekethisi ngalutho iyabuthanisa konke okungaqakululwanga iyakubuthanisa konke futhi ekukhaliseni kwakhe yonke imfihlo kankulunkulu kufanele ibe isiphelelisiwe oh nkulunkulu ithume zonke imfihlakalo ezifihliweyo zapheleliswa lapho yena kusembulwa kuye ngani na ngalezi mfihlakalo ezifihlekeleyo indoda izafanele ibe ngumprofethi futhi kasingenanga nje futhi sabona ukuthi umprofethi ozabuya esikhathini sokugcina angaba ngulowo uelija omkhulu ebesimkhangelele na ngoba lezi mfihlakalo ezifihlakeleyo ngakezazinkolo zizafanele zembulwe kunkulunkulu futhi ilizwi libuya kuphela kumprofethi futhi siyakwazi uzakuba engu-elija wesibili njengokwathenjiswayo oh minabo umbiko azawuletha uzakuba yimfihlakalo zonke lezi izinto silobhabhathizo lwamanzi konke kuxubene kunjalo omunye uyafafaza omunye uyathela omunye uthatha ubaba indodana umoya ongcwele omunye uthatha lokhu omunye ubhabhathiza kathathu bekhangelise ubuso phambili besenzela okunye okukankulunkulu othiwa ngubaba okunye okukankulunkulu othiwa ndodana okunye okukankulunkulu othiwa moya ongcwele omunye wathi uphambukile kufanele abhabhathize nyovane kathathu leyo ndlela futhi oh kuyingqabangqoza enganani kodwa into yonke igoqeliwe ngoba kulo nkulunkulu oyedwa kuphela lebizo lakhe kujesu kristu futhi akula elinye ibizo phansi kwezulu lelo abantu okumele basindiswe ngalo akula lokubhaliweyo okuwodwa kombhalo loba ngaphi ebhayibhilini lapho loba ngubani owake wabhabhathizwa loba ngayiphi enye indlela kodwa ebizweni likajesu kristu ngitsho lazikhathi sinye okwakuyiloba yiliphi ibandla elitsha kumbe ibandla likajesu kristu elake lafafaza la tela kumbe enye into icho lasikhathi sinye okwake kwabakhona lo mkhosi owasetshenziswayo ngiyakubhaphathiza ebizweni likayise endodana umoya ongcwele kuyizimvumankolo lezinto futhi empini yeqiniso lezo zinto ezisaleleyo zalahleka kodwa unkulunkulu wathi zizakubuyiselwa njalo ngosuku lokucina ngizakubuyisela icho inkosi sadlula kulokho kungasikude isihlahla somlobokazi kuzathatha umprofethi ibhayibhili lithi uza kuba lapha kunjalo Malachi 4 ukhuluma ukuthi uza kuba lapha futhi siyakholwa ukuthi uza kuba khona simkhangelele futhi sikhangelele ukubonakaliswa kwakhe futhi sizabona ilizwi likaNkulunkulu eliqinisiweyo kuza kuba labalutshwane nje abaza kukuzwisisa njengoba kwakunjalo ngensuku zikaNowa ngakho kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu kuyini okwasindiswayo na imiphefumulo emihlanu ensukwini zikaLothi kwakulabathathu ngempela abasindiswayo umfazi waqala ukuphuma futhi walahleka ngakho kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu kuza kuba labalutshwane kakhulu abaya kusindiswa abaya kuguqulwa leso sikhathi enye yezimfihlakalo zalelo bandla lihluthelwa phezulu njengoLothi wathatha njengoLothi wakhutshwa phandle unowa wathathwa wasiwa phezulu futhi ibandla lizathathwa lihanjiswe phezulu lalo omunye wangena omunye waphuma futhi lomunye uya phezulu bona yikho kanye ngokupheleleyo ilizwi liyabuya ibhuku libhalwe ngaphakathi yonake seliqediwe lapho lokhu zonke lezi imfihlakalo seziqede ukukaliswa manje mangikubale ukuthi manje ukuze libe leqiniso manje khangelani kodwa ensukwini zelizwi lengilosi yesikhombisa ingilosi yokucina isizakhalisa uponde kuzabe sekupheleliswe imfihlo kaNkulunkulu manje kuyini imfihlo kaNkulunkulu enye yazo upawuli wathi utimoti wokuqala 3 yakholwa kwakuyikho wathi kungela kuphikisana inkulu imfihlo yobunkulunkulu ngoba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni sambamba sambona wemukelwa phezulu enkazimulweni wafakazelwa zingilosi waqiniswa lapha emhlabeni uNkulunkulu waqiniswa sibili kuyimfihlo enkulu kodwa icazululiwe yonke hathi babandodana lomoya ongcwele onkulunkulu abathathu kodwa uNkulunkulu oyedwa ezikhundleni ezintathu ubaba ngaphansi kukaMose ubudodana ngaphansi kukaKristu umoya ongcwele ngaphansi kwalesi isikhathi izikhathi ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo hathi onkulunkulu abathathu imfihlo isiphelelisiwe manje ibhayibhili lathi kumele ipheleliswe lapho abona ngolinye usuku lapho isayensi ezama ukuyiphikisa khona kulokho ababevame ukukutsho lapho ngathi loba nguphi umuntu owakholwa ukuthi u-Eva wadla i-apula manje isayensi yabo ithi labona ephepheni ngolinye usuku izihloko ezinkulu wadla i-aprikoti umbhedo lokho kungamngcolisa na ngeqiniso hathi bona nje ba yikho lokho uKayini akucabangayo liyazi futhi waye kuyisele into efanayo njalo kodwa uNkulunkulu kazange amukele umhlatshelo wakhe futhi u-Abela olungileyo wembulwa kuye kwakuligazi futhi waletha igazi o uNkulunkulu leli bandla lesikhathi esiphila kuso ibhuku elibhalwe ngaphakathi liyabe seliqediwe lapho lingilosi isima manje ngicela lizwisise lokhu lapho umbiko wengilosi yesikhombisa usuphelile imfihlo yobunkulunkulu imfihlo yenzalo yenyoka zonke ezinye imfihlakalo zezinto zonke lezi ukudodana obulaphakade njengokuba bekukhuluma engaba njani indodana elaphakade lapho ilaphakade ingazange iqale kumbe ingela siphetho futhi indodana into ezelweyo kungenza njani ukuthi kuzwakale na kungaba njani lesihogo esilaphakade lapho isihogo sadalwa na ngiyakholwa esihogweni esivuthayo ngeqiniso ibhayibhili latho njalo kodwa ngokokubhidliza ibhayibhili lathi ubusisiwe lo ongelasabelo ekufeni kwesibili bona awusoze uphuthiswe ukufa kwesibili okokuqala ngokwasenyameni okwesibili ukufa kukamoya lapho yonke into isiphelile umphefumulo owonayo lowo mphefumulo uza kufa uzajeziswa ngokwezono zakho mhlawumbe ngasemakhulwini omnyaka inkulungwane zeminyaka kodwa akungeke kube lesihogo esilaphakade ngoba ibhayibhili lathi isihogo sadalwa singadalwa njani futhi sibe laphakade na nxa konke kwaba le ibhayibhili lathi isihogo sadalelwa udeveli lezingelosi zakhe futhi-ke nxa zona zadalwa azingeke sibe laphakade ngoba ilaphakade loba yini elaphakade ayizange ebe lesiqalo kumbe ebe lesiphetho yiyo indlela esingeke sibe ngayo ngoba sasihlezi sikhona siyingxenye kankulunkulu ihlumela likankulunkulu futhi uyiyo kuphela into elaphakade ekhona amen awufi njengonkulunkulu engeke afa ngoba ulaphakade kanye laye amen makubuye haleluya ngingathi sengidinwa ngalindlu yemikhuhlane endala kungenani nanzelela ibhuku elibhaliweyo lapho lingilozi iphelelisa zonke lezi nkonzo ezingaxazululwanga lezo ngokuya kwempi abayilwayo uluther ayilwayo lowesli ayilwayo lamapentekostali ayilwayo kodwa kuyeza omunye liyatsho ibhayibhili ukuthi ngezinsuku zokukhalisa kwakhe zonke lezi imfihlakalo ababobunye bahlanhlatha ngebizo likajesu ozikhumtathu bahlanhlatha ngoyise indodana umoya ongcwele njengalokho abakwenzayo enaisiya khansili into efanayo bonke babebhambukile kodwa manje phakathi laphakathi komgwaqo emibhalweni kuhlezi iqiniso yabona lapho esikhona ingilosi yenkosi nanzelela usambulo 5:1 lalelani kulokhu manje futhi ngase ngibona esandleni sokunene sowayehlezi phezu kwesihlalo sobukhosi ibhuku elibhalwe ngaphakathi umbhalo wawungaphakathi langemuva linanyekiwe ngempawu eziyisikhombisa manje kulokubhaliweyo ngaphakathi kwebhuku kodwa ingamuva ile mpawu eziyisikhombisa emuva kwayo eyayingabhalwanga ebhukwini manje lowo ngumambuli ekhuluma uJohane manje kumbula kwakungabhalwanga ebhukwini futhi ezinsukwini zelizwi lengilothi yesikhombisa yonke limfihlakalo ebhalwe ngaphakathi kumele ibe isiphelelisiwe kufanele kunakekelwe ngalolo suku manje liyakubona lokho engikutshoyo na liyangilandela na khona-ke isikhathi samazwi ayisikhombisa kasambulo 10 ukwambulwa lapho ibhuku seliphelelisiwe kule nto eyodwa eseleyo futhi lawo ngamazwi ayisikhombisa afihlakeleyo omdumo ayelotshiwe ngemuva kwebhuku lawo uJohane awayaliswayo ukuwabhala mangikubale futhi ngase ngibona ingilosi elamandla isehla ivela ezulwini yembethe iyezi lo mphilo wamakhosikazi usekhanda layo futhi ubuso bayo babunjengengelanga futhi inyawo zayo zinjengensika zomlilo futhi yayilebhuku elikinyana esandleni sayo livulekile bona manje khangela lokhu futhi yasimisa unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle lolwekhohlo lwakhe phezu komhlabathi futhi yamemeza ngelizwi elikhulu njengezilwane ezibhonga futhi kwathi isimemezile imidumo ezikhombisa yakhuluma amazwi ayo khangela futhi kwathi imidumo ezikhombisa zikhulume amazwi ayo ngase ngizabhala kwakule nto eyakhulunywayo kwakungasomsindo nje kule nto eyakhulunywayo waye sezabhala futhi ngase ngisizwa ilizwi livela ezulwini lisithi kimi khangela lapho amazwi ayekhona imidumo hathi ezulwini emhlabeni imidumo ayizange ikhulume isuka emazulwini yakhuluma isemhlabeni futhi ngase ngizabhala lapho ngase ngisizwa ilizwi livela ezulwini lisithi kimi namathisela ihlamvukhulu namathisela namathisela ngophawu izinto emidumo ezikhombisa eyikhulumileyo futhi ungazibhali kungasemuva lapho ibhuku seliphelile kazange athi kuhlangothi oluphambili wathi ngemuva emva kokuba konke sekwenziwe sokuqediwe khona-ke la mazwi emidumo ayisikhombisa into kuphela enamathiselwe ebhukwini leyo engembulwanga akubhalwanga ngitsho lasebhukwini oh minabo ngifisa ngabe ngingakubamba lokhu ukuthi abantu ngempela lingehluleki lingehluleki ngiyacela lingakwenzi lezi zikhathi ngilungiselela ukulitshiya lingehluleki alake lalalela lalelani lezi impawu zingasemuva kwebhuku futhi ngesikhathi lapho ingilosi yesikhombisa ikhalisa zonke imfihlakalo ezibhaliweyo ebhukwini seziphelile futhi masinyazana ibhuku elalivulekile uthi libhaliwe ngaphakathi liyavalwa. Imfihlakalo zikaNkulunkulu seziphelelisiwe, futhi lezi zimfihlakalo zikaNkulunkulu ukuhamba kwebandla futhi lazo zonke lezi ezinye izinto, imfihlakalo seziphelile. Lapho leyo ngilosi yesikhombisa ikhalisa yonke imfihlo sokuphelile, ngakuthi abe loba ngubani angaba nguye loba yini okungaba yikho, ilizwi likaNkulunkulu alingeke libe liphutha. Futhi wathi, kodwa ensukwini zelizwi lengilosi yesikhombisa isizakhalisa uphondo kuzabe sekuphelelisiwe imfihlo kaNkulunkulu njengoba watshumayela kwezakhe inceku abaprofethi. Zonke izinto lezo njengokuthi iRoma isiba yini isifele, lamabandla wonke amaProtestanti, inhlanganiso zamasonto zisenza inhlanganiso emva kwakhe sezibe izifebe zakhe. Bona zonke lezo mfihlakalo abaprofethi abakhuluma ngazo zizakwembulwa bona lapho kuleli hola lokucina, futhi lapho lingilosi yesikhombisa iphakama esikhathini seLaodikeya futhi iqalise ukukhalisa uphondo lweqiniso, ngoba kuzakuba kuphambeni abasoze bakukholwe. Ngeqiniso abasoze bakukholwe, kodwa kuzakuba ngumprofethi ophefumulelweyo, ngoba akula ndlela yokukuzwisisa. Abantu bayazama ukuzwisisa ubuziquntathu futhi babe lenwele ezimpunga futhi bahlanye. Akula muntu ongakuzwisisa ngalokhu bekholwa ukuthi u-Eva wadla i-apula ngazo zonke lezo zinto, ngoba kulisiko abantu ababambelele kulo njengalokho uJesu athola ibandla. Kodwa kuzamele kube kuprofethi okhokhelwa nguNkulunkulu ukuze ilizwi likaNkulunkulu libuye kuye ngengcazelo yeqiniso yesambulo sikaJesu Kristu. Ngakho khona-ke kumele kube yileyo ndlela uNkulunkulu asisize. Manje lapho ekhalisa, manje lokho ngu-itho kanje iNkosi, silakho lokho ngokusobala. Lapho ekhalisa umbiko wakhe umemezela impi njengoPawuli akwenzayo ku-Orthodoxi, njengabanye babo bonke abakwenzayo njengoLuther Wesley emelana lenhlanganiso. Lapho ememezela impi futhi ebatshela baqamba amanga futhi akusilo qiniso futhi bangamadoda akhohlisayo, lapho ekhalisa lokho awungeke wehluleke, akusoze kwehluleke, ngoba uzakuba eqinisweni ngelizwi likaNkulunkulu. Uzakuba kwazi khona kanye ukuthi kuyini, futhi lapho ekwenza uyakhalisa ebizela ukuphuma eBhabhiloni, umani phakathi kwakhe bantu bami ukuze lingabi ngabahlanganyeli bezono zakhe. NkulunkuluMthume, lingakweqi.
When he begins to sound,
manje
the mystery will
lapho eqalisa ukukhalisa imfihlo izabe isiphelelisiwe. Manje nanzelela khona-ke isikhathi samazwi empawu eziyisikhombisa kasambulo 10 ukuba ambulwe. Liyakuzwisisa na? Lapho zonke imfihlakalo zebhuku seziphelile, futhi iBhayibheli lathi lapha ukuthi uzaqeda imfihlakalo. Lapho abantu emuva kwezinye izikhathi balwela iqiniso, balwela ukulungisiswa, bahamba okwesikhatshana ukungcweliswa, balwela lokhu futhi balwela lokhuyana, balwela lokhu kuyini abakwenzayo, baphenduka futhi bazihlela kukho into efanayo. AmaPentecosti, amaBaptisti, amaPresbyterian, amaLuthela, bonke benza into efanayo, baphenduka futhi benza into efanayo. Futhi iBhayibheli lathi kusambulo 17 yikho lokho abazakwenza. Umama omdala isifebe lamadodakazi akhe, imfihlakalo iBhabhiloni. iBhayibheli lathi lapha ukuthi lokho kuzakuba ngokwenye yezimfihlakalo ezakwembulwa. AmaProtestanti, amahule besenza ukuphinga kukamoya, bekhokhela abantu ngezinhlanganiso zamasonto kanye lenkomitho yabo yobubi yemfundiso ezenziwe ngabantu, futhi ebadonsela kude lomthombo ogcwele ngegazi, lapho amandla kaSomandla uNkulunkulu ageleza ngesihle ukubonakalisa uJesu Kristu. Kuliqiniso lokho, khona-ke uNkulunkulu uza kusekela futhi usekwenzile futhi uzaqhubeka. Kodwa lapho lokho kugcwaliseka, ilizwi seliphelelisiwe. Manje kulento eyodwa eseleyo, imidumo eyisikhombisa esingayaziyo futhi kwakungasoze kudume ngeze. uNkulunkulu kenzi lutho ukuba adlale. Siyadlala futhi senze ubuzanga. Kodwa hathi uNkulunkulu. Yonke into ngoNkulunkulu nguyebo lo hathi. Akenzi ubula nje, akadlali. Utsho lokho akukhulumayo. Futhi akakhululi lutho ngaphandle kulenye into. Isitsho kukho uthi imidumo esikhombisa khona esambulweni lapha sikaJesu Kristu kungenye imfihlo. Ngalitsho yini iBhayibheli ukuthi lezi kuyisambulo sikaJesu Kristu? Mani kule mfihlakalo efihlakeleyo khona-ke ngakho kuyini na imidumo esikhombisa ilakho ngoba uJohane wayesezabhala futhi ilizwi labuya phansi livela ezulwini lathi ungakubhali kodwa kunamathisele kunamathisele kubeke ngemuva kwebhuku kufanele kwambulwe kuzimfihlakalo. Manje sazicazulula izinto lezi ngomoya ongcwele. Usitshelile kwakungasima aphula kwakuyikuhlangana kwendoda lomfazi. Wasitshela izinto lezi akula ngitho lo yedwa ongenelisa ukuma phambi kwakho. Angikaze ngibone umtshumayeli empilweni yami ovumelana lakho. Kodwa ngababuza uyazi eChicago lapho sisima phambi kwabo koze amakhulu amathathu lamathumi amahlanu abathumayeli ninabafazi lapho abavela eChicago lalikhona lapho lezwa ngakho futhi inkosi yangitshela ubusuku obuthathu ngaphambili wathi baza kubekela umjibila wathi mana ebasitsheleni lapha futhi ngiza kutshengisa wathi umzana Carlson lo Tommy Hicks bazahlangana lawe kusasa ekuseni bafuna ukuya ekudleni kwasekuseni futhi tshela uTommy ukuthi ahlale kodwa wathi nanzi indlela okuzakhangeleka ngayo batshele ukuthi abayikuba lalowo mhlangano endaweni abacabanga ngayo baza kuba kwenye indawo wathi ungesabi ngiza kuba lawe lokho kungilungele ukusa okulandelayo umnumzana Carlson umongameli we-gospel businessman wabuya wathi wangibiza wathi mfowethu Branham ngifuna ukuya ekudleni kwekuseni lawe ngathi kulungile ngathi khangela uTommy Hicks uzakube elapho laye wehla phansi e-Town and Country futhi wathi awu mfowethu Branham wathi oh longu ngathi Tommy ungangenzela isihle na sibini mfowethu Branham ngathi angazi nga ungangikhulumela na wathi oh angeke ngikwenze lokho ngathi ngani na yisifundi esacina kugiredi yesikhombisa futhi ngangisithi umpire kulokuthi nompembe bona angazi ukuthi ngikhulume njani ngaphambili lapho futhi kuza kuba le Ministerial Association of Greater Chicago ngiza kukhuluma njani phambi kwabo ngemfundo yami yegiredi yesikhombisa Tommy ungudokotela wezobunkulunkulu ngathi uzabakwazi ukuthi ukhulume njani kangazi wathi mfowethu Branham angeke ngikwenze lokho ngathi ani na ngakwenzela isihle esineni futhi ngakubeka kuqondile sibili futhi umfowethu Carlson wathi oh mfowethu Branham wayengeke akwenze lokho ngathi ngani na wathi awu yena ngathi uyazi ukuthini kungani na uyazi ukuthi kungani kodwa kawufuni ukungitshela balo mjibila abangibekele wona futhi ngathi mfowethu Carlson utholele lo kamelo lasehoteleni akawulitholanga na lapho esaba lelinye idili khona yebo wathi awuyikulithola wathi awufowethu Branham sengivele ngenza idipozithi kuyo ngathi ngangilandaba lalokho okutholileyo ngakuyikuba lapho lelo likamelo elilombala oluhlaza siza kuba sekamelweni elingumbala onsundu ngiza kuba ngemuva ekhoneni udokotela lithi uzahlala kwesokunene leyo ndoda ensundu futhi lo mkayo bazahlala lapha futhi usibani lo sibani kuza kuba lo mpristi wesibhuda ehlezi ekugcineni kwesokunene sami lokuthi baza kuba begqoke njani futhi ngathi uyazi ukuthi kuyini Tommy wena i-Greater Chicago Ministerial Association iza kungigolomba obhabhathizo elizweni likaJesu Kristu. I-Greater Chicago Ministerial Association iza kungigolomba ngobufakazi bukamoya ongcwele ukukhuluma ngendimi baza kungikholoba ngenzalo yenyoka nangokuchumayela ngomusa. UTommy wangikhangela futhi sihawu bantu bo wathi angicabangi ukuthi ngizahamba. Athi yebo wena buya. Futhi usuku olulandelayo indoda eyayithathe idipozithi wabuyisela leyo dipozithi futhi wathi sile okestra babebhukisile futhi sizakukhohlwa futhi bese silahlekelwe yileyo nto futhi besekufanele siyinike kubadlali abe-okestra futhi alingeke libe layo futhi saphuma saya e-Town and Country. Ngangena lokho kusa futhi lapho bonke babemile lapho ngihlala phansi emuva kwetafula ngemuva lapho futhi ngilindele emuva sebelokudla kwekuseni abakhangele kuphela njengalokho saba lokudla kwekuseni ekamelweni saphuma zahlala phansi lapho futhi nanko lapho kule Greater Ministerial Association of Chicago ngakhangela ngakubo ngamunye bazazisa njengodokotela PhD LL QUST lazo zonke inhlobo zezinto ezinjengalezo ngahlala njengabalalela baze baqeda futhi umfowethu Carlson wasivuma wathi madoda uthi lonke liyamazi uHank Carlson uthi lapho kuzeni awu nilakho ethephini khona lapha nga ufuna ukuthenga ithephu ilapha abafana balayo wathi madoda wathi azisadini olandelayo umfowethu Branham wathi lonke ningangavumelani laye emfundisweni yakhe kodwa makuthi ngilitshele enye into insuku ezintathu ezedluleyo sahlala endaweni futhi nxa leyo ndoda ingazange initshele yonke into eyenzakalelo khukusa angimanga lapha wangitshela ukuthi lonke lalilungisela ukumbuza ngemfundiso yakhe futhi wangitshela ukuthi izafanele ngehlule enye indawo futhi ngibe lapha futhi wangitshela khona kanye lapho udokotela Midi lalaba bantu abaza kuba behlezi khona bona kanye nje futhi nampa belapha wathi lingabe lingavumelananga laye kodwa ngiza kutsho into eyodwa ake sabi ngalokho acabanga ngakho wathi manje mfowethu Branham inkunja ngeyakho ngathi singakaqalisi ngaba lalokho engikwenze lokhu kuza angibanga ngongalaleliyo umbono wasezulwini ngathi manje asikuqedeni lokhu manje lonke likhuluma ngokuba ngodokotela bezokuNkulunkulu futhi ngima lapha ngokwami ngathi uba kunjalo ngifuna ukunikuza ngobhabhathizo ebizweni likaJesu izaqala ngalokho kuqala ngifuna omunye wenu nina madoda alethe iBhayibheli lakho futhi ume lapha eceleni kwami kuloba yini engikufundisileyo ngathi mana lapha eceleni kwami futhi ngelizwi likaNkulunkulu likuphikise ngalinda akula muntu owakhuluma ulutho ngathi ngicela abanye benu nina madoda babuye baze kuma eceleni kwami ngathi yini uhlupho ngani na khonayo sukani ngemva kwami ngani sesaba ukuma lapha eceleni kwami akusini abanesabayo yileyo ndilothi kaNkulunkulu Somandla ukuthi bayakwazi wayengangitshela ngaphambili ukubuya babehlakaniphe ukwedlula lokho ebengicabanga ukuthi babeyikho babesathi ngcono kulokuma lapho aha ngiyazi belikhona ezikhathini kuzona izikhathi futhi kodwa abazange bakwenze yini uhlupho ngaku kukhulu kangaka futhi bayakwazi kuliqiniso kangaka ngikubeke ethephini laloba ngaphi ngilungele ukukukhuluma ngendlela yesiKristu loba enguphi umfowethu angisoze ngiphikisane laloba ngubani kodwa ngifuna ukuthi ubuye ukuphikise loba yikuphi kwakho ngelizwi hathi ngamabhuku akho manje hathi lokho udokotela sibanibani kumbe usibanibani ongcwele akutshoyo ngifuna ukwazi lokho uNkulunkulu akutshoyo lezo zisekelo ngifuna ukuba kwazi khona lokho okuyikho abakwenzi manje khangelani lapho sekuyisikhathi samazwi ayisikhombisa khonake sekuyisikhathi samazwi ayisikhombisa lapho ibhuku seliphelile likasambulo 10 ukwambulwa manje nandelela lalelani manje angiyikulihlalisa isikhathi eside kakhulu ngiyazi ngiyalidilisa lapha sokuyimizuzu engamathumi amabili kungakafiki elethumi lalelisisani manje ngiyazi limile futhi linalonke lintshintshana indawo lezinto ngingathokoza lapho ibandla lingalungiswa ukuze singaze sabandezelana singathatha usuku lonke ukukuthumayela manje nanzelela manje khangelani amazwi ayisikhombisa kwakuyimidumo eyisikhombisa ukudubuka uNkulunkulu usisize nxa ngiphambanisekile nkosi ngithethelele
I'm asking you the question. It blasted with thunder. When
ngilibuza umbuzo kwadubuka ngomdumo lapho lelizwi liduma linanzelele ukuthi lapho impawu ezizikhombisa ezilandela izikhathi zebandla ezizikhombisa lapho uPaul lokuqala luvulwa ukuthi kwakulomdumo impawu zokuqala ebhukwini zavulwa kwakulomdumo ngabe lolu phawu lokuqala lwangaphandle kwebhuku luvuleke ngendlela efanayo na uNkulunkulu kaguquli uhlelo lwakhe asivuleni kusambulo 6 futhi ngase ngibona lapho iwuzi selivule olunye lwezimpawu futhi ngezwa sengathi kwakulilizwi lomdumo futhi esinye sezidalwa ezinye eziphilayo sathi woza ubone manje akuzange kube khona omunye umdumo uthi upawu yokucina ngavulwa kwakulesikhathi ezulwini okwengxenye yehola yokuthula kodwa upawu lokuqala ngavuleka kwaba nokudubuka komdumo. Oh bandla, ngabe kunjalo na? Ngabe sikhatshana kangako na? Bangani, cabangani, mhlawumbe ngithemba akusikho, kodwa aluba kuyikho. Kwakuyini na lokho kudubuka futhi phambi kukaNkulunkulu? Laleli iBhayibheli elivulekileyo, angiqambi manga. Ukudubuka okwanyikinya umhlaba. Futhi lapho uphawu lokuqala loko kuyisikhombisa ezavulwayo eBhayibhelini lwaphuma olulodwa nje kodwa ukudubuka okwanyikinya into yonke umdumo. Futhi-ke nxa impawu ezingangemuva zingavuleka akusoze kube ngumdumo yini futhi kangikwazi angeke ngitsho kwakulo mdumo uphawu lokuqala futhi uphawu lwalungumdumo uphondo lwavulwa ngaleso sikhathi futhi uphondo lwavuthelwa ePentecost yekwesibili angisoze ngingene kulokho manje nxa umbono wawusembhalweni umbono engikhuluma ngawo engawubonayo ngomgqibelo odluleyo ekuseni sokuyiviki edluleyo manje uba manje khumbula lapha nxa umbono wawusembhalweni kumele uchasiswe ngombhalo kumbe ukuhambelana ndawonye kombhalo ofanayo. Imile nje ukuze lokho kuthophele phakathi nxa lokhu engikubonileyo okwakuyikho angikwazi kodwa ngiyesaba engazathi ngingafa sesibhubhile yini na.
Remember this angel said when this taken place
sesisekugcineni yini kumbulani lingilosi yathi lapho lokhu kuthatha indawo wafunga akusayi kuba lesikhathi angazi nxa sibili sikubamba lokhu.
You say, well, it looked like it'd be blasting across. Brother, he
when
comes in a moment when you think
about it. You're going to hear it your last time. Ubuya ngomzuzu, lapho ungacabangeli. Uzakuzwa okwesikhathi sakho sokugcina.
Now, is it plain?
Manje kusobala yini. Lapho uphawu lokuqala luvulwa. Impawu ezazingaphakathi kwebhuku. Imfihlakalo lezi ezazikhaliswa. Ukulungisiswa okungcweliswa ibandla lekatolika amaprotestanti futhi lapho zonke izinto zabo ezincinyane lezinto zathiya lezo zinto ezingaxazululwanga elizwini likaNkulunkulu ingilosi yesikhombisa iyabuya izibuthanise zonke futhi izichasise bona futhi ke uyaqeda imidumo yesikhombisa yakhuluma. Lapho uJohane eqala ukubhala yathi ungakubhali kodwa kunamathisele.
And the first seal was opened of the seal.
Futhi uphawu lokuqala lwavulwa okwezimpawu ngangaphakathi kwebhuku lwavuleka ngomdumo. Aha. Ngalokhu kungumbhalo ungaba kuphela ngaloba ngukho isibhalo loba yini okufanele kube ngokweBhayibheli kufanana awungeke ungitshele ukuthi kunento enjengephegatori lezinto ezinjengalezo akulambhalo eBhayibhelini ukukusekela awungeke ungitshele ngokwalezi izinto njengebhuku labomagabhizi eli ngabe liqondile futhi lalelo bhuku lesine likaDanyeli lapho ingilosi eyambamba khona ngenwele zekhanda futhi yathi yamhlalisa phansi akulanto enjengalokho eyake yathatha indawo eBhayibhelini lapho uJesu waseNazaretha wenza inyoni eminyane yodaka futhi wafaka inyawo kiyo futhi wathi phaphela kude inyoni encinyane ngumbhedo kakula lutho eBhayibhelini ukukusekela lokho ngakho akukhohlisi abatoliki uNkulunkulu wabona ukuthi abatoliki abasoze bangezelele leyo nkolo lombhedo bangabe bengabantu abalungileyo indlela mani zabomakabhini babeyilokho angitsho ukuthi babengasibo bantu abalungileyo kodwa kwakungekho embhalweni lesi yisambulo esipheleleyo sikaJesu Kristu akula lutho olungengezelelwa kuso kumbe kuphungulwe kuso futhi nxa sibeka lokho phakathi lapho lapho akusebenzi lokunye konke kombhalo kulamabhuku angamathumi ayisithupha lesithupha aleli bhayibhili futhi akulalizwi elilodwa eliza kuphikisana lelinye futhi-ke ngalokhu kuyikuqhubekela phambili okokukhala kwalezi mpondo zokucina kumbela imidumo eyisikhombisa yokucina ezayo imfihlakalo impawu zokucina kuzafanele kuncintisane kumbe kuqathaniseke lombhalo wonke futhi nxa zona ezokuqala phakathi lapho zavuleka ngokudubuka ezesibili ziza kwenza njalo lazo ezingangamuva khangela okwenzakalayo nxa umbono wawungumbhalo khona-ke kumele uchasiswe ngombhalo kumbe ukuqhubekela phambili kombhalo ofanayo nanzelela usambulo 3-4 imidumo eyisikhombisa imidumo eyisikhombisa futhi-ke nanzelela 3-4 futhi-ke ini isifungo esavela kuleyo ngilosi elamandla ukuthi isikhathi sasesiphelile lapho limidumo uyabona yaletha amazwi ayo khona-ke ingilosi cabanga ngakho nje ingilosi yembethe iyezi lomchilo wamakhosikazi wesivumelwano ekhanda lakhe ngani yazi ukuthi ngubani lo beka unyawo olulodwa emhlabathini futhi laselwandle futhi yaphakamisa isandla sayo futhi yafunga ukuthi lapho yona imidumo eyisikhombisa ikhuluma amazwi ayo ukuthi isikhathi kasisayi kuba khona futhi nxa inkonzo yemfihlakalo zikankulunkulu isiphelelisiwe aluba lokho kuyizo imfihlakalo eziyisikhombisa zisiza na futhi elithobekileyo ibandla elincinyane njengelethu ukuthi usomandla usebuyile wanaka isimo esiphansi sabantu bakhe wena uthi kuyini na angicabangi njalo kungezake kube njalo kodwa aluba kunjalo khona-ke isikhathi sesiphelile nikela kucabanga yini qinisekani isikhathi singabe sesiphele ukwedlula esikucabangayo lezi inkanyezi ziwela equkwini lazo ngemuva le leyo ngilosi isiza futhi yathi njengojohane wathunywa ukuphelelisa itestamente elidala lokuletha ukwazisa kukakristu umbiko uzaphelelisa izinto ezingacazululwanga futhi uzakwazisa umesiya ngaphambi nje kokubuya kwakhe umbiko wensuku zokucina nanzelela ingilosi elamandla yafunga ngesifungo ukuthi isikhathi kasisayi kuba khona manje kangifuni ukuligcina isikhathi eside cabanga njengalokhu okomzuzu khathesi manje lalelani lingilosi yehla phansi ivela ezulwini bona ezinye ingilosi ezisikhombisa zamabandla ayisikhombisa zaziyizithunywa zasemhlabeni kodwa lingilosi wonke umbiko usuphelelisiwe ingilosi yesikhombisa iphelelisa into yonke futhi lingilosi ayibuyi kuphela emhlabeni akusomuntu ovela emhlabeni njengezithunywa kuzikhathi zebandla lezo zedlula kodwa lingilosi iletha isimemezelo esilandelayo futhi ingilosi itho isithunywa ukuthi uyehla phansi evela ezulwini embethe kuleyo nsika yomlilo yokukhanya iyezi elomchilo wamakhosikazi ekhanda lakhe futhi umchilo wamakhosikazi isivumelwano kwakunguKristu lonyawo olulodwa emhlabathini lolunye olwandle futhi wafunga ukuthi isikhathi kasisayi kuba khona singaphi na bomnumzana umayelana ngani konke lokhu na ngiyalibuza ezinye ingilosi zaziyizithunywa abantu basemhlabeni kodwa lingilosi lezi ezathi kungilosi yebandla lelawudikeya kungilosi yebandla lase-efesu izithunywa zasemhlabeni bona amadoda izithunywa abaprofethi lokunjalo ebandleni kodwa lowo akazange avele emhlabeni uyehla phansi evela ezulwini ngoba imfihlo yonke isiphelelisiwe futhi lapho imfihlo isiphelelisiwe ingilosi yathi isikhathi kasisayi kuba khona futhi imidumo eyisikhombisa yaphosela amazwi ayo phandle aluba kungenye into okusivumela ukuba kwazi ukuthi singene njani ekukholweni kokuhlwithwa kungabe kuyikho na sizagijima seqe phezulu kwemiduli na futhi kule nto yini elungiselela ukwenzakala futhi leyi emidala eyonakeleyo imizimba emibi iza kuguculwa ngingaphila ukuthi ngikubone na o nkosi Deus é tudo zera kulu. Oko kuti ngingakubona na.
Is this the generation, sirs, my brethren?
Yiso yini lesi isizukulwana na? Bomnumzana, bazalwane bami, uyisikhathi bani? Singaphi na?
Let's look at the watch.
Asikhangeleni kunkombalanga, ikhalenda. Ukubona ukuthi lisikubani esiphila kulo u-Israyeli usePalestina elizweni lakibo isibonakaliso inkanyezi zikaDavida elamakhono ayisithupha iminyaka ezinkulungwane ezimbili ezedluleyo yebo phose iminyaka engamakhulu angamashumi amabili lanhlanu edluleyo ifulegi endala iyaphapha u-Israyeli usebuyele elizweni lakibo lapho isihlahla somkhiwa siphumisa amahlumela lezi zizukulwane kasiyikufa kasiyikufa ukwedlula kuze kuthi izinto zonke zigcwaliseke.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with harlots encumbered. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
You know,
but we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed in. Clear. Look up. Your redemption is near.
Help us, Lord.
Might be closer than you think it is.
Ungabe sekuseduzane ukwedlula ocabanga ukuthi kuyikho. Kwangesabisa. Oh, angikenzi okweneleyo. Sesingaphi na?
Time shall be.
Isikhathi kasisayi kuba khona. Umemezela ukuthi isikhathi asisekho. Kuyini okwenzakalayo? Kuyini okwenzakalayo?
Could that be so now, brethren?
Kungaba njalo khathesi bazalwane. Cabanga ngokuqinisekileyo. Ngakunjalo khona-ke ipiramidi isimboziwe ngemidumo eyisikhombisa. Iyawukhumbula umbiko wepiramidi na? Ulilitshe lesihloko. Kuyini elakwenzayo? Umoya ongcwele wamboza umuntu ngamunye futhi wambeka uphawu lapho ingezelela ekukholweni kwethu ukulunga lokunkulunkulu lokholo lokunjalo futhi waqhubeka engezelela kukho ngaze sathola izinto eziyisikhombisa futhi okwesikhombisa kwakuluthando okungunkulunkulu yiyo indlela enza ngayo umuntu ngamunye futhi amboze futhi ambeke uphawu ngomoya ongcwele khona-ke ngalokho kunjalo kuselezikhathi zebandla eziyisikhombisa ukuthi wayele nfihlakalo eziyisikhombisa ezakhaliswayo futhi ngazilwela zona ukubuyisela manje ilitshe lenhloko liyeza ukuzemboza ibandla ngabe imidumo isitsho lokho bazalwane bami bomnumzana kungabe kuyikho lapho esikhona yini
Juni
ngifuna ukuthatha iphupho lakho. Khangela. Junior, ipiramidi ingakatshunyayelwa okwezinyanga ngaphambili kwayo. Wabona iphupho leli. Wena uthi, kuthiwani ngephupho? UNebukadineza waphupha iphupho uDanieli alichasisayo. Watshela isikalo sesikhathi sabezizwe yokuthi siyasuka nini. Futhi kwenze nje khona kanye ngaleyo ndlela. Ngitsho lokukodwa okuncinyane okwehlulekileyo. Ngiyananzelela umbhalo lo owawusemadwaleni abachazisela wona bathokoza leyo yimfihlo kaNkulunkulu ebingazwisiswa okweminyaka kungaba yilokho yini futhi-ke nanzelela ngendlela engazwisisekiyo sadobha okuvela emoyeni ithuluzi ebukhali eyavula isiqongo futhi phakathi lapho kwakunegranayithi elimhlophe kodwa kwakungachasiswanga kwakungela zinhlamvu angizange ngichasise lokho junior ngakukhangela nje futhi ngathi kubazalwane khangelani kulokhu futhi lokho kugcwalisekile lobu busuku
While they were studying,
futhi lapho bekuhlolisisa lokho ngatsholobela empumalanga Nisenzelani.
Maybe to understand the interpretation of what's written in the Bible.
Could it be?
Kuthi lezo zidubuka obunye ukusa okanye inyilinya zibili ngaze ngaphakama emoyeni khona phezulu njengalesi sakhiwo lelo xuku lendilosi indilosi ezishikhombisa ngesimo sephiramidi ngabe kuyileyo midumo ezayo na kungaba yiyo na lokhu konke kuchasisiwe njengokwephupho lakhe konke kwapheleliswa njengokwelizwi likankulunkulu isithunywa sesikhombisa sizapheleliswa umbiko wesikhombisa uzapheleliswa futhi-ke imidumo esikhombisa uthi wabona ilitshe lesihloko ligiqika lokho abantu abaningi abangakwaziyo ngitsho ukuthi kulempawu eziyisikhombisa ukwambulwa abala amaningi amabhuku abantu ngesambulo anikaze ngikuzwe kukhulunywa ngakho baya kweqa lokho kodwa lakutshelwa ukuthi kukhona. Angazi ukuthi kuyini lokho kungaba yikho na nkulunkulu woba lesi hawu kithi nxa lokho kuyikho siseholeni elinzima manje umzuzu nje khangela nxa lokho kunjalo futhi imfihlo isiqediwe eyayibhalwe emadwaleni lawa ngiyathokoza ukuba ngihlezi ebandleni kanye labantu abalobu unkulunkulu labo unkulunkulu angabanika iphupho ngiyathokoza ukwazisa kulawa madoda labafazi abahamba ebandleni likajuniya lakuleli ibandla elikamfowethu nevali futhi labo ukuthi kulabantu abahlezi kuleli ibandla futhi ibhayibhili lathi bazaphupha amaphupho ngensuku zokugcina futhi nanku lapha ukuthi kukhangeleni kuqathaniseka lelizwi ngingazi lutho ngakho ukudubuka kwabuya futhi nanku lapha kusiza ingilozi eziyisikhombisa zivela ebulaphakadeni ngathi nkosi kuyini ongafuna ngikwenze akukhulunywanga ngingahamba kuqala ukuyafumana kangikwazi kungabe kungayisikho lokho kangikwazi ngiyatsho nje kuthiwani nxa kuyikho nxa kusembhalweni kuzwakala kuseduze kakhulu lakho alicabangi njalo na khangelani khona-ke khangelani ilitshe lesihloko alichasiswanga bona hamba entshonalanga ukuthi uphenduke kumbe ngabe kuyilokhu yilezi zindilozi ezisikhombisa kule mikhuku elabuya kini na futhi lapho ngihlangana lani osukwini lokuvuka ngizabona ukuthi angiqambi manga unkulunkulu umahluleli wami kumbe ngabe lowo kungunomphelo wesibili engakhuluma ngayo ngolunye usuku na ngabe kungokolunye ulutho oluzayo lulanda ibandla na kangikwazi ngingahlala kulokho okwesikhatshana kodwa ngizaqhubekela phambili kungaba yikuthi umdumo olamandla kumbe ingilosi yesikhombisa kweziyisikhombisa ixuku ixuku lesikhathi sesikhombisa ipiramidi yabo yenziwe esibweni ezintathu kuhlangothi loyedwa esiqongweni futhi zehla zivela elaphakadeni kungaba yikho na ngabe leyi kuyiyo imfihlo yemidumo ezabuyisela ilitshe lenhloko na liyazi ipiramidi ayikaze imbozwe ilitshe lenhloko lisazabuya laliwa ngabe kunjalo bazalwane bodade wethu kumbe ngabe lokhu kuyilokho kudonswa kwesithathu lokho angitshela khona iminyaka emithathu kumbe emine edluleyo ukudonswa kokuqala ngiyakhumbula lokho okwenzakalayo na ngazama ukukuchasisa wathi ungakwenzi lokho ukudonsa kwesibili wathi ungazami uthi ungadonsa kungenani ngiyakhumbula na lonke liyakhumbula kusethephini lakho konke futhi-ke wathi manje kulokudonsa kwesithathu okubuyayo kodwa ungazami ukukuchasisa liyabona ukuthi ngikulande kanjani lokhu lobu busuku kangikwazi kodwa ngizwa ngibotshelwe ebandleni lami ukukhuluma enye into zenzele isiphetho sakho manje lokhu kungaba yimfihlo ezavuleka ezaletha uKristu ilethe amandla ebandleni bona sesivele sikholwa ikuphenduka ukubhaphathizwa ebizweni likajesu khristu sikholwa ekwamukeleni umoya ongcwele kulezibonakaliso izimanga izimangaliso ukukhuluma ngendimi lezinto ibandla lokuqala
elalilakho futhi ngokusobala kulokuneni okwenziweyo khona lapha kulalokho okubhaliweyo ebhukwini lemisebenzi kuleli qembu elincinyane labantu linkonzo yethu encinyane lapha lithini na ngomhlaba jikelele bona ukwedlula okubhalwe ebhukwini lemisebenzi uhlobo olufanayo ukuvuswa kwabafileyo khumbula kwakulabantu abathathu kuphela abavuswayo abafileyo ujesu kristu futhi silabalotshwe phansi abalotshwe phansi ngodokotela abahlanu bona imisebenzi engiyenzayo eminengi kulali ngizakuyenza uyakwazi iKing James ithi emikhulu kodwa akula okukhulu ongakwenza eminengi yayo wayesemuntwini oyedwa ngaleso sikhathi usebandleni lonke manje bona eminengi kulaleyi ngizakuyenza ngoba ngiyakubaba wami nxa lokhu kuyikudonsa kwesithathu khona-ke kulenkonzo enkulu elindeleyo phambili kangikwazi angeke ngitsho angikwazi khangelani ukudonsa kwesithathu ngasimeni kulokho okomzuzu embonweni ukuphapha kokuqala kwakuyizithunywa zenyoni ezincinyane kulapho siqala wakhula kusuka nje ekuthatheni umuntu ngesandla futhi liyakhumbula lokho angitshela khona nxa ungaqiniseka kuzakwenzakala ukuthi uzakubakwazi imfihlo zonke zenhliziyo zabo ngangake abakhumbula lokho kumenyezelwa kusuka lapha lasezizweni zonke futhi kwenzakala yini khona kanye khona-ke wathi ungesabi ngizakuba lawe bona futhi wozakuqhubeka manje ukudonsa kokuqala kwakuzinyonana ezincinyane sibili lokho kuphapha zaya ukuyahlangana lesikhathi ukuhlangana lokubuya kwenkosi umbiko wokuqala okwesibili imfihlo zenhliziyo ekuthatheni umuntu ngesandla futhi nje ukuma lapho futhi ukhulume lokho ababelakho isikhathi esilandelayo wembula izono zabo futhi wabatshela lokho okokwenza futhi ma kunjalo na khona-ke lokho kwagcwaliseka ngokupheleleyo njengalokho unkulunkulu akukhulumayo futhi ningabafakazi kanjalo lomhlaba kanjalo lebandla lapho ngisithi ngabona ingilosi futhi yayingumlilo we-emerald ovuthayo abantu bahleka futhi bathi bili oba ngumuntu okwanileyo ilihlo elikwanisayo lesayensi elekhamera lakuthatha ngangingaqambi manga ngangikhuluma iqiniso unkulunkulu uyaqinisa ngathi ubumnyama uyasibekela ngikufa ubumnyama futhi lokhu kumhlophe okunye ngikuphila okunye kwakhona yikufa futhi nanko kulapho emfanekisweni ngemuva lapho khona njengo-George J. Lacy wathi ilihlo elingumtshina lalikhamera ngalisoze lithathe okwengqondo liyangilandela na nanzelela ukuphapha kokuqala isandla okwesibili kwakukukhulu kumhlophe amajuba umoya ongcwele usambula imfihlo yenhliziyo futhi ukuphapha kwesithathu kwakuzingilosi hathi inyoni ingilosi futhi leso isikhathi sokugcina yikho konke kwakho lesi kungaba yiso isikhathi na mfowethu yiso lesi isikhathi na manje lalelisisani sibili futhi lokhu lingakuchasisi ngokungayisikho ngifuna ukulibuza enye into ngasibuyeleni emuva nje okomzuzu ibandla liyakwazi ukuthi liqiniso umhlaba wesayensi uyakwazi ukuthi liqiniso futhi abantu bahlezi lapha lobu busuku futhi abaningi lokhu besaphila ababelilapha emfuleni lapho ilizwi lelo likhuluma lokho futhi lathi njengojohane wathunywa elo mbiko wokubuya kokuqala kanjalo lo ngumbiko wesibili wokubuya kwesibili liyakhumbula na futhi nxa uphelelisiwe ujohane wenzani na ujohane nguye owathi khangelani nanto iwundlu likankulunkulu elisusa isono somhlaba lo nguye lihola selifikile yini bazalwane bami ngangitsho ukubana selifikile ngangikwazi kodwa ngiyalibuza ngifuna ukuthi licabange kumbe lesi kungaba yisikhathi lapho esizakuba yiso njalo khangela iwundlu likankulunkulu kumbe isikhathi sikamalaki 4 ukubuyisela inhliziyo zabantwana zibuyele kukholo lwabobaba bethu Uguza kuba, loku tubuka wabu njalo. Uguza kwenza izi ndo. Ezi la manja, ezi njalo. Uguze kubege ibanza. Ebe liche gile. Kuti, inga zwisisi. Intisa kalo, zikankulu mkulu. Loku njalo, lako mebona loko kutubuka wabu la manja. Kutanyelela. Unga wabu iseli, inchi ziyo zabo zibuyele. Kubaba na. Jengo kuba ipayipili lacho ukuthi kuza kwenzakala. Kumbe kungabe kungumbiko usuvele wadlula okwakumele ukwenze. Kangikwazi. Lesi isibonakaliso sesikhathi sokuphela bomnumzana. Kumbe ngabe lesi kuyisibonakaliso sokuthi sokuphelile na. Kukhangeleka kungumbhalo sibili kimi. Kangikwazi. Kwakulalezo ngilozi. Kwakulokudubuka njengomdumo. Owanyikinya umhlaba wonke. UNkulunkulu uyakwazi. Ngikhuluma iqiniso. Kumbula nje. Enye into ilungiselela ukwenzakala. Kangikwazi ukuthi kuyini. Kodwa kungaba yilokhu na. Isizathu ngisitsho lokhu. Zilungiseleleni. Asikhulekeni. Ukukhuleka kanjani? Sithathe indawo yethu ebuthweni namakholwa akhe futhi sizilungiselele. Ngoba isikhathi singabe sesiphelile ukwedlula esikucabangayo. Ngiyangazi futhi angikaze ngilitshele amanga lakhathesi ukwazi kwami. Futhi njengo Samuel wathi kubo, ake ngalitshela loba yini ebizweni lenkosi kodwa lokho okugcwalisekayo na. Manje ngiyalitshela khathesi. Kangikwazi ukuthi lokhu kuyini. Angeke ngitsho lokhu kuyini. Kangikwazi. Kodwa ngizalitshela iqiniso. Yesaba. Njengomfowenu. Bengisesaba kusukela ngomgqibelo odluleyo. Kungaba isikhathi sokucina. Kungaba isikhathi semichilo yamakhosikazi ukuthi ithanyele esibhakabhakeni. Futhi nesimemezelo esivela emazulwini. Sisithi isikhathi azisekho. Nxa kuyikho asizilungiseleleni bangane ukuhlangana loNkulunkulu wethu. Kube lokudla okuningi okubekwe phakathi manje. Masikusebenziseni. Masikusebenziseni khathesi. Futhi ngami kusuka kulipulatifomu. Ngiyakhala kuNkulunkulu, Nkosi Jesu, woba lesihawu kimi. Ngizamile ukuphila ngobungcono engibaziyo. Ngizamile ukuletha imbiko ngendlela engcono engingayenza kusukela elizwini likaNkulunkulu. UNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami. Kodwa lapho lelenkulu lengilosi ngithanyela lowo mhlabathi, ngaphela amandla. Ngangingasezwa lokuzwa ngokuthinta okwesikhathi esihide. Lokuzwakala isikhathi esihide ngamuva. Ngizama ukuhamba ekamelweni. Loba umgogodla wami, futhi phezulu laphansi entanyeni yami, kwakungasezwa ngokupheleleyo, sengazathi, futhi kungela mizwa, ngangingezwa, ezandleni zami, ngaba lesiyezi, usuku lonke, ngahamba, nje ekamelweni, futhi ngahlala phansi, ngesonto ngabuya phansi lapha, ukuzokhuluma, futhi ngazama, ukuzinyikinya, ngiphume kukho, ngokukhuluma, umvulo kwakukhona lapho njalo, futhi kukhona khathesi. Futhi kangikwazi. Kangikwazi bomnumzana. Ngiqinisekile kuphela ngani njengabafowethu. Kangikwazi. Kungabe kuyisikhathi na? Ngabe imfihlo yonke isiphelelisiwe na? Ngabe ukukhala sekuphelile na? Leyo kuyiyo sibili imidumo ezikhombisa. Ilungiselela ukukhuluma enye into. Ukuthi iqembu elincinyane libuthene ndawonye lizakwamukela ukholo lokuhlwithwa. Ukuya ebuhlwithweni lapho esiza ngoba siza kuguqulwa ngokuphangisa njengokuza kwalezo ngilozi esikhatshana ngokucwayiza kwelisho futhi sizahlwithwa ndawonye lalabo ababelele ukuhlangana lenkosi emoyeni. Umkhuleko wami yikuthi uNkulunkulu, nxa lokhu kunjalo kangikwazi Nkosi, bengitshela nje ibandla, nxa kunjalo Nkosi, lungiselela inhliziyo zethu.
Make us ready, Lord, for
senze silungele Nkosi okwalelo hola elikhulu ukuthi yonke imbali yesikhathi bonke abaprofeti lezazi babe khangelele leso sikhathi. Nkosi kangikwazi lokho okokutsho. Ngiyesaba ukuthi ungabuyi, Nkosi. Ngizizwa ngiyangeka lapho. Ngikhangela futhi ngibone umhlaba usesimweni. Ngangenzanga ngitho okwedlula obekumele ngikwenze. Ngizwa ngiyangeka. Nga kule kusasa, Nkosi. Ngoba inhliziyo yami. Ngigcobe ngokukhulu. Baba, ukuthi ngenze into yonke engingayenza. Ukuletha abanye kuwe. Ngingowakho. Ngizwa njengo Isaya ethempelini ngalolo suku. Lapho ebona ingilosi ziphapha emuva laphambili. Lempiko zimboze obuso bazo. Futhi laphezu kwenyawo zazo. Futhi ziphapha ngempiko ngcwele ngcwele ngcwele.
Oh, how that young prophet was shook.
Oh, ukuthi lowo mprofeti omncinyane wanyikinywa njani. Waqala ukukhala kancinyane. Futhi lapho ebona lokho. Lanxa wayebone imibono. Wamemeza. Maye kimi. Baba, mhlawumbe ngezwa okungathi kunjengalokho lapho ngibona lezo ngilosi ngobunye obusuku kumbe okunye ubusa. Ngiyatsho maye kimi ngoba ngiyindoda yendebe ezingcolileyo futhi ngihlala phakathi kwabantu abangcolileyo. Futhi baba, ngihlanze futhi ngilapha ngithume Nkosi loba yini okuyikho. Futhi ngiyama kuleli pulupiti lapho ebengikhona okweminyaka engamathumi amathathu. Nga kulenye into Nkosi ofuna ngiyenze, ngilapha ngilungele Nkosi. Kodwa mangithole umusa ebusweni bakho ngokuthobeka. Ngiyakhuleka, ngiyakhulekela umhlambi omncinyane lo umoya ongcwele ongenze umbonisi wawo ukubapha ukudla. Futhi ngenze konke engikwaziyo ukukwenza Nkosi, ukubapha ukudla kwesinkwa sokuphila. Njengakulo umbono iminyaka eminingi edluleyo, lapho lelo khetheni elikhulu elalibekwe entshonalanga, futhi lentaba yesinkwa sokuphila, ibhuku elincinyane, angibanga ngongawulaleliyo umbono wasezulwini. Futhi lapha kuyagcwaliseka konke okwambulwe khona ebusweni bethu. UnguNkulunkulu futhi akula omunye kodwa wena. Samukele Nkosi, sithethelele okwezono zethu. Ngiyaphenduka kukho konke ukungakholwa kwami ngabo bonke obubi bami. Ngiyancenga ku-altare likaNkulunkulu lapho ngisiza lobu busuku. Laleli bandla elincinyane phambi kwani ngokholo. Siyahamba kulesi sakhiwo ebuhluthweni lapho sihlala ndawonye endaweni zasezulwini ngasesihlalweni sikaNkulunkulu. Inhliziyo zethu bezikhudumala izikhathi eziningi ezintweni esazibona uzenza futhi lokwembula imfihlakalo zakho kithi. Kodwa Nkosi, lobu busuku ngikhathele. Maye kimi. Futhi okukaJakobe lapho ebona lezo ngilosi zisiza phansi eleleni futhi zibuyela emuva, wathi leyi yindawo esabisayo, akusiyo enye kuphela indlu kaNkulunkulu. Futhi lapho iBetheli yabekwa khona Nkulunkulu. Abantu abakuzwisisi lokho bacabanga ukuthi kuza kuba intokozo engako. Kodwa Nkosi, kuyinto ekhathalisayo, into esabekayo ukuba umuntu abuye ebukhoneni komkhulu olamandla, umuntu wasezulwini. Ngikhulekela ukuthethelelwa kwebandla lami elincinyane lapha, lelo owangithumela kulo phansi ukulikhokhela lokulihola. Babusise Nkosi, ngenze njengalokho imibono lamaphupho lezinto ezikukhulumileyo ngakho ngobungcono bolwazi lwami. Ngibeke ukudla konke ngendlela engazi ngayo. Ngisenzela bona Nkosi, loba yini okuyikho Nkosi ingabakho. Ngiyazinikela ezandleni zakho Nkosi. Woba lesihawu kithi. Sithethelele futhi masibe ngabafakazi bakho ingqwe kuphela sisemhlabeni konake lapho impilo isiphelile. Samukele phezulu embusweni wakho ngoba siyakucela khona ebizweni likaJesu. Amen. Lonke ngamunye wenu, danzani lonke inhliziyo zenu, bekani eceleni yonke into, isizindo sonke, ususeni endleleni yenu, lingavumeli lutho lulikhathaze, lingesabi. Akula lutho lokwesaba. Nxa uJesu esiza, impela uyisikhathi umhlaba wonke obusibubulela futhi usikhalela. Nxa kungenye into eqhamukayo manje, okungokwe ukubuya okutsha, ukubuya okutsha kwesipho esitsha kumbe enye into, kungaba kuhle. Nxa kuyikuza kwesikhathi sokuthi isambulo semidumo eyisikhombisa izakwambulwa ebandleni, indlela yokuhamba ngayo kangikwazi. Ngikhulume nje lokho engakubonayo. Oh, minabo isikhathi bani ikucabanga okujulileyo lokuqotho. Futhi nxa kungaba isikhathi sami ukuhamba, ngingowakho Nkosi ngingowakho lapho usuqedile woza Nkosi Jesu loba kungaba ngapi kumbe kube yisiphi isikhathi okungaba yiso ngingowakhe angitsho ukuthi ngiyafisa ukusuka angifisi ngile muli yokondla ngile vangeli lokuthumayela kodwa lokho kungokwentando yakhe hathi eyami leyo yintando yakhe kangikwazi ngiyatsho nje kini lokho okuyikho lokho okuyikho uNkulunkulu uzakuletha ukuba kugcwaliseke kodwa ngilitshela lokho engakubonayo lalokho okwenzakalayo lokho okwakukutsho kangikwazi kodwa bomnumzana lokhu kungabe kuphela abantu bakhona manje abantu abayisithupha ababelamaphupho lawo akumangalisi babengaso sikhombisa akumangalisi isibili na ukuthi ayisithupha akhokhelela khona phezulu futhi-ke lowo mbono khonapho abantu balapha umfowethu Jackson lapha wayengomunye umfowethu Panel wayengomunye udade Collins wayengomunye udade Steffi wayengomunye umfowethu Robertson wayengomunye lo mfowethu Bila wayengomunye futhi ubaba osezulwini uyakwazi kwakungela ngitsho lokungodwa okuhambelana lakho futhi ekucineni kwalokho owesikhombisa okwakungudade Steffi masinyane umbono waqhamuka niyabona kungani ngihamba na niyabona kungani kufanele ngihambe kumele ngikwenze futhi bangane ngingakhangeli kimi ngingumfoweni ngingakhangeli kimi ngoba ngingofayo nje kumele ngife njengomuntu wonke lingalaleli kimi kodwa lalelani kulokho engikukhulumileyo kungumbiko lingakhangeli kusithunywa khangelani umbiko lalisa amehlo akho hathi kusithunywa kodwa kumbiko lokho okukhulumileyo yiyo into yokukhangela kuyo futhi uNkulunkulu asisize umkhuleko wami ngiyazonda bengingafuni ukubuya ukulitshela lokhu kodwa bengingeke ngiligodlele ulutho manje ngokwazi kwami mangilitshele ngokwazi kwami ngizakuba ngisuka ensukwini ezimbili kumbe ezintathu ezizayo ngolwesithathu ekuseni ukuya eTucson kangiyi eTucson ukuyathumayela angikho nale ukuyathumayela ngiya eTucson ukubeka imuli yami esikolo futhi-ke bese ngisiba luzulane ngiya ephoenix ukubamba lolo dwendwe oluncinyane lwemihlangano lokho mhlawumbe kungaba yimbiko nje emincinyane futhi-ke mhlawumbe ngicabanga bafuna ngithumayele emhlanganweni omkhulu ubusuku obungodwa abakhulumanga lutho ngakho bathi nje ngiza kuba lapho bona lokho akuzwakali kahle sibili kimi futhi ngilelizwi itsho kanje inkosi umfowethu uJacareel futhi kangikwazi lokho aza kwenza ngakho kodwa ngilelizwi lokumtshela kangikwazi lokho aza kwenza kukuye linanzelele yini ilizwi lokucina akumelanga kube yinhlanganiso kodwa bamemezele isivumakholo sabo inhlanganiso kona-ke ngizasuka kangikho kokunjalo manje ngokucabangela umfowethu Agenbright nomfowethu Roll inxusa lase-Washington phansi kwabomongameli abayisikhombisa kumele abe se-Afrika futhi umfowethu Roll lami lomfowethu Agenbright sizakuya e-Afrika khona manje okwemihlangano phansi e-South Africa lase-Tanganyika kanye lomfowethu Bos futhi kusehla kusiya futhi mhlawumbe kugcwele ngase-Australia futhi ngaleyo ndlela ngiphenduka nxa inkosi ingasoze yenze enye into eyahlukileyo kodwa ngingakahambi ngizaphenduka lapha khona-ke lapho ngiphenduka lapho nxa uNkulunkulu engakakhulumi lami ngenye indlela ngiza kuthatha imuli futhi ngenyukele okungaba se-Anchorage Alaska le yiningizimu yentshonalanga lokho kuza kuba yinyakatho yentshonalanga futhi-ke bahlale lapho kusiyadlula ihlobo lapho kuchisa kakhulu phansi eTucson kuze kukuqathule isikhumba angicabangi ukuthi bangakumela khona bangaba lesizungu futhi vele inhliziyo ezidanileyo azithengisi indawo izahlala khona lapho le furniture endlini angikwazi ukuthi ngenzeni khona-ke isikhathi ihlobo seliphelile nxa inkosi ithanda ngifuna ukusuka e-Alaska futhi ngibuye phansi okungaba seDenver ngaphakathi kwentshonalanga iningizimu yentshonalanga inyakatho yentshonalanga ngaphakathi kwentshonalanga ngikhala onkosi kuyini ongafuna ukuthi ngikwenze okwamanje wonke umbiko ngokwazi kwami ozathunyayelwa uzakuba lapha leli thabhanekeli Nanku lapha amathepu aza kuba ekhona. Kulapha uza kuba lesigodlo khona. Uthi kanye jonganga ukuhlala lemuli yami entshonalanga. Ngizadinga ngize ngithole lokho uNkulunkulu afuna ukuthi ngikwenze. Ngalo umnyaka ungakuqedi lokho khona-ke umnyaka ozayo ungela manzi kumbe ukudla ngizahamba phandle enkangala futhi ngizalinda aze angibize angeke ngiqhubeke njengalokhu kufanele ukhathazeke kumele ufike endaweni lapho ofuna ukubakwazi ukuthi yini intando kaNkulunkulu ukuthi ungayenza njani intando kaNkulunkulu nxa ungayazi intando na ngiyaqhoqhoza ngenxa yaleso sisekelo sombono lokho okwenzileyo bona ngihambahamba njengomishinari lokuvangela woze kukuye lolo bizo kumbula okokuqala lapho sibeka lelo litshele gumbi yenza umsebenzi womvangeli wacho akazange athi wangumvangeli kodwa yenza umsebenzi walowo mhlawumbe kuze kube isikhathi senye into okunye okuguquka komsebenzi kungaba ngenye into eyahlukileyo kanye kwazi ngiyamthanda na woba leqiniso sibili ngalokho woba leqiniso sibili ngakho labo abathanda inkosi labo abalinda ngasenkosini bazahlumelelisa amandla abo baza kuya phezulu ngempiko njengengqungqulu baza kugijima futhi bangakhathali bazahamba futhi bengaqaleli oh ngifundise nkosi ukulinda ngiyamthanda ngiyakwazi ukuthi liyamthanda lani manje kusasa ebusuku ngicabanga ukuthi ngikwenze kwakhanya sobala ngenze njalo na kucace ngokwazi kwami ukukwenza yikho kuphela engikwaziyo yikho kuphela engikwaziyo ukuthi ngikukhulume futhi nxa kusembulwa kimi okwenye into ngizaphangisa ukulitshela ngiyazi liyathanda ukwazi lami ngiyafuna ukwazi angikwazi ukuthi kwakusitshoni angikwazi lapho engiyakhona angikwazi lokho okuzakwenzakala ngini nje into kuphela engiyaziyo ngiyahamba nje ngomusa kaNkulunkulu bona-ke uzangitshela lapho ngifika lapho mhlawumbe kodwa ingxenye yami khathesi yikuba ngihambe futhi ngingekela ukuba lapho amaviki amabili ngize ngibe kwenye indawo futhi ngingaphenduka lapha kunjalo kangikwazi kodwa lowo mbono wawulo mkami labantwana bami kulokho futhi into uqobo okwakuyiyo ngangisenqoleni evalekileyo futhi umzuzu ngingena phakathi lapho kwakule ngangiphakathi kwe-station wagoni yami futhi yiyo indlela esisuka ngayo ensukwini ezimbalwa singazi lapho esiya khona singazi lokho esikwenza lapho sifika lapho siyahamba nje uNkulunkulu uyamangalisa kithi ngoba indlela zakhe azizwisiseki ufuna ukulalela uyangaphi na lo awusiwo umsebenzi wakho qhubeka nje uhamba ungaphi ofuna ngikwenze nkosi lokho akusilutho kuwe landela wena mina qhubeka nje uhamba iza kuma ngaphi na kuyini lokho kuwe qhubeka nje uhamba ngakho lapha ngiyahamba ebizweni likajesu kristu amen. Bomnumzana yiso lesi isikhathi na ukuthi lapho sihlabela njalo, khawulana izandla lomunye umuntu eceleni kwakho, wothi, mfowethu, dadewethu, ngikhulekele, ngiza kukhulekela. Ungikhulekele, mfowethu Nevine. Ube qotho sibili. Ungikhulekele, mfowethu. Ungikhulekele, dadewethu. Ungikhulekele. Kuleka, ungikhulekele, 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 ungikhulekele. Asiphakamiseni izandla zethu manje kuye.
Real love.
Landela, mfowethu Nevile, niyabuyela emuva, nemezela isikhathi somhlangano.